ukuphenduka endlini yenkosi. Ngihlezi ngikholisa ukubuya eTabanekele. Ngoba ngapi engiya khona kulenye into mayelana ngale indawo yakudala encinyane leyo engithanda ukuphenduka kuyo. Khona nje oni wakulibandla lami lokuqala futhi lona lodwa esengake ngaleluza. Futhi nje kukhangeleka kukuhle ukubuyela lapha njalo. Futhi ngiyakholwa ukuthi kulokho kusa okukhulu. Lapho ilanga lisala ukukhazimula futhi lenkanyezi ziphipaza ukukhanya kwazo. Ngiyakholwa kuzabe kulabanye abavela kuleli tabanekeli bekhona lapho ngalolo suku. Labo abagezwe egazini leyunga. Ngikhangelele leso sikhathi. Lapho ngidlula phakathi kwendlu khona manje ngihlangane nodadewethu Aden Bright ngemuva lapho. Futhi ubengitshela ukuthi bekulabanye abantu lapha abakade bekhona emhlanganweni weKingston labo abavakatshayo kuleso sikhathi. Futhi siyathaba ukuba labo lapha njengobufakazi ngoba ngaphi lapho abakhona nxa bengaphakamisa izandla zabo phezulu ababekhona emhlanganweni weKingston eJamaica nje. Yebo, emuva, kulungile. Lokhu kuhle. Ngiyabona i-postcard lika-Ora. Ngiyathemba selivele la memezela inhlangano yakhe. Angizange ngibe wazi khona kwaze kwaba amalanga kwaze kwaba izolo. Ngicabanga ukuqalisa kwelesithupha. Ngakuqali lapho na hlazi izithupha kusiya zilithini lanhlanu. Umfowethu Roberts Louisville. Manje ke hambani liye muzo. Umfowethu Roberts ungumngane wami omkhulu. Inceku yami eqotho kaKristu. Futhi ngileqiniso lizakholisa imbiko yakhe ubusuku ngobusuku. Futhi eyakhe lapho ekhulekela abagulayo ngileqiniso ukuthi lizabona uNkulunkulu ehamba ngoba uliqhawe elikhulu lokholo. Umfowethu Roberts uyilo le ndoda leyo uNkulunkulu ayisebenzisa ngamandla. Futhi inkonzo yakhe iqanse isukela ngiyakhumbula lapho ngiqala ukuhlangana nomfowethu Roberts wayesethenteni elincane elimadabudabu eSt Louis, Missouri. Futhi ngangihashi eKansas City, Missouri. Futhi ngangiseKansas City, Kansas phakathi kweholu. Wahlala esihlalweni esiphambili emva inkonzo isiphelile. Sahamba saboda emuva futhi sasikhuluma bangazisa kuye. Umncane kulami u-Oral sasekuqaleni kwamachumi amane akhe. Futhi ke wathi uyacabanga ukuthi uNkulunkulu angezwa umkhuleko wami kwabagulayo. Ngathi mfowethu uyakuzwa umkhuleko waloba ngubani lo ozakhuleka. Awu yena wasuka. Futhi wathi lapha sengihamba. Futhi oyindoda ekhaliphileyo. Futhi elemfundo yekholeji iminyaka emine eyepsychology. Futhi ngileqiniso oyindoda ehlakaniphileyo. Futhi usefikile endaweni manje lapho uselabantu abamelulekayo phansi kwakhe. Futhi lezinto kuze kuthi lapha ekhuluma uyakucabanga khona kuqala. Futhi lizakukholisa ngileqiniso. Futhi ke khathesi ngizathanda ukupha umbiko omncane ngalokho inkosi yethu ekwenzile emhlanganweni wethu omncane othobekileyo eJamaica lasePuerto Rico. Kwakuyinto emangalisayo leyo engadlula kuyo ngoba amafoni amaningi ayangena njengoba uLeo lapha esazi ukuthi ifoni 40 ngokuya kweviki kukhona phose amakhulu ezindawo ababizela imihlangano. Kodwa kukanti ngithanda ukuzwa ngikhokhelwa lapho engiya khona. Njengakho khona nxa ngingahamba ngoba umuntu ungithumile ukuba ngibuye. Ngakho ngiza ebizweni lalelo bandla kumbe leyo nhlanganiso. Nxa ngingahamba ngoba umfowethu Neville uthe kufanele ngihambe. Uzafanele ngihambe ebizweni likamfowethu Neville. Kodwa ngithanda ukuhamba lapho uJesu engithuma ukuze ngihambe ebizweni lenkosi uJesu ukuyahlangana labantu. Futhi ngangilele embhedeni. Futhi ngangidiniwe kancane lesi sigodi masinya kumbe kwelizayo. Ufanele ngichiye lesi sigodi ngoba yisona nje umphimbo wami kuze kufike endaweni angisela kukumela. Ngingabe ngingekho futhi ngiphenduke. Sabuya ngolunye usuku uLeo lami phakathi kwamamayila angamathumi amane emuva kokuba semaxhaphozini eFlorida. Umphimbo wonke wavuleka futhi phakathi kwamamayila angamathumi amane eLouisville kwama njalo. Umfowethu Banks Wood kumele abe lapha kwenye indawo lokhu kuza. Futhi kolunye usuku singena sivela eKingston futhi lePuerto Rico lapho umphimbo wami obukade uphilile. Futhi ngehla endizamthineni ulokhe usalungile. Futhi anduba sifike eJeffersonville wavaleka njalo. Bona isigodi lapha ligcikwane elisemoyeni. umbe kungenjalo kungunkulunkulu okukodwa ezama ukunisisela kude ngakho ke angikuzisisi ngikhulekile ngicela isikhathi esiningi kodwa loba njalo ngase ngivukile nje wase kuphose kwaba ngelesithupha nta ekuseni futhi umkami lomfana umncane babelele futhi ngaphakama ngisecheleni kombhede futhi ngabona inani elikhulu labantu babebuthene endaweni enkulu futhi ngase ngisithi kuBilly Paul wena hamba phakathi lapho futhi unikeze labo bantu amakhadi okukhulekela futhi wathi kulungile baba emizuzwaneni emilutshwane waphenduka futhi wathi awungeke unike amakhadi okukhulekelwa kulabo bantu wathi uyambona lundoda ome lapho ngathi yebo wathi wayekhona lapho futhi ngathi wonke umuntu ufuna ikhadi lokukhulekelwa phakamisa izandla zakho futhi wathi ngaya ukumupha ikhadi lokukhulekelwa waya kwenye indawo futhi ke ngasengisiya khonale futhi wayese kwenye indawo khathesi nangu sekhonale emuva ngapha wathi angeke nginikeze ngitho elilodwa ikhadi lokukhulekelwa ngathi kuhle Billy awusadingi ukuba unikeze amakhadi okukhulekelwa ngoba kukhona indawo enkulu lapha ukuze ukuthi umuntu wonke amakhadi okukhulekelwa ukuvikela isiphithiphithi uyabona futhi abagcine behlelekile ngathi oh ngingathatha wonke umuntu lapho abangedluli abasendaweni engilayo futhi ngibenzise umzila futhi ngibakhulekele munye ngamunye futhi wathi kulungile futhi wasechibilikela kwesokudla futhi wasuka kimi futhi ngachibilika ngale ndlela lapho ehamba esuka kuleyo ndlela futhi ngangimkhangele futhi ngezwa ilizwi lisehla phansi livela ezulwini futhi lathi kodwa kulesi sikhathi ngizaqalisa ukumphakamisa futhi ngakhangela futhi angikaze ngibone ixuku elinjalo labantu babephithizela bevela yonke indawo futhi ibizo likamfowethu Roberts labizwa lathi manje umfowethu Ora Roberts uyabuya ukuzokubona futhi ngasengisithi ngizambingelela njani umfowethu Roberts wathi ngendlela nje efanayo laleyo aza kubingelela ngayo awu ngabona umfowethu Roberts esiza egqoke isudi emnyama ithi lengwane encinyane njengegqokwa nguBing Crosby iphethelwe phezulu yadonselwa phansi ingwane emnyama encinyane futhi ngangimile sengani ngiphezulu futhi wakhangela phezulu futhi wathi sakubona mfowethu Branham futhi ngathi sakubona mfowethu Roberts ngaqhawula isandla sakhe wathi lequku elihle ngathi iqhuku sibili mfowethu Roberts futhi wachibilika wahamba ngendlela uBilly ahamba ngayo kwesokudla futhi ngasengicabanga ngizakhuluma labo ngingaphi futhi ngazama ndawo zonke ukuthola indawo yokukhuluma ngasengiphakathi komumo enye into phansi engangingeke ngibone lapho okokukhulumela khona kubo futhi omunye umuntu wathi awu buya ngangapha ngathi awu ungeke ubone ngcono lapho futhi ngaqala ukuya kuleyo ndawo futhi ngakhumbula lokhu ngathi into enkulu kimi yokwenza ikukhuba ngithobile enhliziyweni yami kokuphela phambi kukaNkulunkulu labantwana bakhe futhi ngasengiphuma embonweni futhi ngacabanga lokhu kungabe kusichona mhlawumbe kutsho ukuthi siza kuba lokunjalo kumbe kungaphi kungaphi lapho okuzabe kukhona uyabona kwezinye izikhathi emibonweni yena akakutsheli nje ukuthi ngaphi yena ukhuluma nje futhi wena nje kusemifanekisweni kanjalo futhi ngileqiniso lina elibala iBhayibheli liyakuzwisisa lokho futhi ke ngasengisiya endlini ephambili futhi ngahlala phansi kwesikhatshana esincinyane futhi kwakuphose kube ngelesithathu lengxenye kumbe elesine nta ekuseni ngasengihozela sibili ngabuyela futhi ngalala phansi futhi ngasengiphupha iphupho futhi kwakuliphupho elingajwayelekanga sibili futhi iningi lenu liyamazi omunye wabomaneja uJack Moore umfowethu Jack Moore ngimaze okweminyaka ngacabanga ukuthi ngangiphumile ukuyobethwa ngumoya kanye lendodakazi yayo inkazana phose iminyaka elithumi lasikhombisa ubudala futhi ngangimbambe ngesandla ngimkhokhelela phezulu koqaqa uJack omnyane awu ngimaze kusukela esesengumntwana omunyayo futhi ngangimkhokhelela phezu koqaqa futhi ngasengihamba isilinganiso samabhuloko amathathu edolobheni ngiqansa iqaqa ngikhokhelela linkazana futhi seza ngaphansi kwesihlahla esikhulu futhi wasehlala phansi futhi njengabaningi amankazana amancane ontanga lamuhla bagqoka zona iziketi lezo liyazi esingazathi sikhukhumele futhi wayegqokile ezinye zalezo ziketi futhi wathatha lolu hlobo lwesiketi esincinyane wasendlala futhi wahlala phansi
And as young folks usually look
futhi njengabatsha bevame ukukhangelana wagoqa izandla zakhe njengalokhu futhi waqala ukukhangela phezulu esibhakabhakeni.
Well, Jackie is a very Jackie
inkazana enhle elungileyo, kodwa ulenkalakatha yomlomo omkhulu futhi lenkalakatha zamehlo amakhulu futhi lenwele zethebethebe engamuhle kangako, kodwa inina eliqotho. Futhi ngangiwabona amehlo akhe amakhulu lapho ekhangele ngasezibhakabhakeni, futhi lokukhanyisa kwezibhakabhaka kwakusemehlweni akhe. Awungahamba phose amafidi amathathu ngisuka kuye, futhi ngasengisithi ngiyacambalala phansi ngicele njengalokhu, ngasengithatha utshani futhi ngalufaka emlonyeni wami futhi ngaqala ukuluhlafuna lolu tshani, futhi ngasengiqala ukucabanga, kuyini engikwenzayo phezulu lapha? Ngani mina umuntu omdala kuthi lale inkazana encane? Ngani? Ngathi mina ngithethe futhi ngilexuku labantwana, kangilamsebenzi phezulu lapha kanye lale inkazana encane. Futhi ngasengiqala ukuphakama, futhi lapho sengikwenzile ilizwi lavela esihlahleni futhi lathi, lokhu ngokwesibonakaliso futhi lokwembangela. Futhi ngasengivuka, futhi ngaphosa ngahlaba umkhosi iphupho elesabisayo. Ngacabanga, angazi ngalokho kusitsho ukuthi ngizakweduka kumbe enye into yenzakale kimi. Ngacabanga, nxa ngingazama ukusebenzisa ingqondo yami khona-ke ngiza kuxubanisa into yonke. Ngakho-ke ngizakulindela kuNkulunkulu. Futhi ngasengiqala ukukhuleka ngathi, Nkosi, iphupho lelo lingabe lihambisana lalowo mbono ekuqaleni nje kwengxenye yobusuku, kumbe kutshoni khona emva kokulindela okwesikhathi mhlawumbe ihola? Umkani wayevele esevukile futhi eselungisile ukudla kwekuseni. Futhi-ke ilizwi laseliphenduka njalo futhi lathi, hamba uye eKingston futhi uzakutshelwa khonale okokwenza. Khona masinyane ngahamba eKingston futhi babesazi ngolwesine emini ukuthi ngiza kuba khona ngolwesihlanu. Yiso sonke isaziso esasilaso kuphela. Kangiqedisisi kahle ekwenzeni kumbe ekulinganiseni inani lamaxuku, ngoba ngivame ukwedlulisa kulo inani. Kodwa ubusuku bokuqala ngingathi zaba phosele 12, mhlawumbe abantu abangamakhulu alitshumi lambili phandle, ngoba khona nje kwaziwa usuku olulodwa. Futhi usuku olalandelayo bathumela izigijimi zigijima amamayila amane beqhubelana phezulu ezintabeni. Isigijimi esisodwa sagijima amahola amane, futhi-ke ebesevumela esinye isigijimi senyuke intaba. Futhi ubusuku besibili kwabakhona phose 5,000. Futhi lobusuku besithathu kwalinganiswa phose 15,000, mhlawumbe 20. Futhi kwaba lezi nkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane zabeza enkosini. Futhi umbono kwakuyikuthi ibandla elincane, inkazana yayiyintombi emsulwa, umntwana nje. Futhi lokhu kwakusitsho ubumsulwa bebandla. Futhi amabhuloko amathathu edolobho kusenyuka oqaqeni kwakuzinsuku ezintathu engangizazitshumayela. Futhi ngithatha ibandla elincinyane elimsulwa ngenkonzo yami kusukela lapho ayekhona kukhwela ezintweni zikaNkulunkulu kwaze kwanyikinya isihlenge sonke. Futhi abatshumayeli labantu khonapho bekhala futhi becela futhi bencenga ubusuku nje kumbe obubili. Izikhulu zedolobha sahamba kusukela lapho saya ePorto Rico, lapho sahlangabezwa ngokukhulu ukunqoka okuphakemeyo. Futhi izinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane zigcwalise inkundla yemijaho kwaze kwalinganiselwa okungaba zinkulungwane ezingama40 zemphefumulo eligugu eyabuya enkosini uJesu. Futhi ekuhambeni ngithemba ngizakutsho lokhu ebandleni lami, kodwa angizange ngikwenze khona phandle emphakathini, endaweni lapho kungekho abantu bekhaya, ngoba kungakhangelwa kungokungayisikho. Kodwa ngilebizo likamahluleli lapha esiqephini sephepha owanikeza inkulumo lapho sesisuka khona lapha, yena futhi lasebenza labo. Futhi yena wathi, sihlonitshiwe esihlengeni lesi ukuba labatshumayeli abahlukileyo. Wathi lapho umnumzana Billy Graham usanda kusuka nje esihlengeni manje manje futhi wathi saba lo mhlangano omuhle sibili wathi kodwa uBilly Graham wasilethela nje ivangeli elifanayo leli ebesihlezi silizwa wathi futhi ke sahlonitshwa ukuba lomnumzane Roberts esihlengeni wathi futhi umnumzane Roberts wasipha umhlangano omkhulu wensuku ezintathu kodwa wathi indleko zaziphezulu kakhulu ehoteleni wathi watshiya inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu zamadola okobusuku obuthathu okwendleko zehoteleni wathi kwasekusiba lomnumzane Osborne owayelapha owayeyinceku kaKristu enkulu kodwa wathi lapho umnumzane Osborne ebuyela waba lokudana wathi wakhangeleka njengokuthi yonke into yayingasekho kodwa wathi sinanzelele kulumhlangano ukuthi kwakungela bantu kangako kuplatform ukuze umfowethu Branham abakhulekele kodwa wathi emva kokuba inkonzo isiphelile sadobha imithwalo yamaroli lezitulo ezindala futhi lezinduku futhi lakho konke kuma kubalaleli wathi bekungasimuntu kulesi sikhathi uNkulunkulu weza kithi yena wathi ngathi lingakhangeleli imikhuleko yami kodwa enu phandle le bekani izandla zenu komunye lomunye futhi babeletha mhlawumbe idazeni kumbe ezimbili kuplatform futhi lapho ukudla kusehla phansi abantu babeklabalala nje sahlala ehoteleni yekilasi yesine futhi sazibhadalela izindleko zethu futhi lezindlela ngokwethu lancedisa ukwenza lokhu lina ngokwenu ngokwethini kwenu lokho elikuthumela khona yikho lokhu okwakwenzayo futhi ngifuna libe kwazi lokhu phakathi kwakho konke lokhu ile ngxenye yakho futhi ebuyeni kwalolu suku olukhulu lwenkazimulo uNkulunkulu uzalivuza ngalokho bona kalizange libe nxa umuntu ngokwakhe ehamba ayekwenza enye into ngakho uyabona lapho lowo muntu esihamba bayacabanga ukudaniswa okukhulu uNkulunkulu usithile uNkulunkulu kakuchiye lawe izikhathi zonke bona uwe nje uphakathi kwakho njenganoma ngubani uNkulunkulu angasebenzisela umuntu inkonzo ethile kodwa lokho akutsho ukuthi lowo muntu nguye yedwa olonkulunkulu kulukholo lwakho kuNkulunkulu futhi babephuma phandle lapho ngamaprema amancinyane alamavili amadala ababewathatha njengamavili amaprema abantwana futhi benze ibhodi futhi balalise abantu phezulu kwalo futhi bafuqele phakathi futhi emva kokubana inkonzo isiphelile yonke indawo yemijaho yayisala ingasela lutho babehamba nje lezinqola futhi badobhe izinqola ezincinyane ezindala futhi lezitulo ezinkulu ezindala futhi lenduku lemibheda emincinyane futhi lemibheda futhi nje lalapho behamba nje futhi bazichiya khona ngoba ubukho benkosi babukhona lokhu yikho esifuna ukukubona umuntu kasenguye obonakalayo ke uNkulunkulu uyahamba ngiphenduka emuva ukuzosiza lokhuluza izakhuluma emizuzwaneni emilutshwane futhi ngicele abafana ukuthi bangakhululi ithephu ensuku ezintathu ngizamile kanzima ukucabanga kuyini engizakhuluma ngakho futhi lokhu kusa ngingakasuli ngizwe isixwayiso esilukhuni enhliziyweni yami ngibandla futhi ngabatshela thathani ithephu kodwa lingawakhululi ukuwathengisa kodwa singakakwenzi lokhu ngizathanda ukulipha nje ubufakazi obuncinyane ukuze kulenzele kuhle kungenzele kuhle mina sahamba uhambo lokuyagula inhlanzi olwensuku ezintathu uLeo loJean lami lendodana yami uBilly Paul lomkakhe sehla kumngane ongena lapha kuthabhanekeli ovela phansi eGeorgia futhi basithatha emuva kwamanye amaqhaphozi kangazi khona ukuthi bekungaphi khathesi duzane le-Okeechobee kumbe enye into enjengalokhu kangilazi ibizo lama-India esiseminole alipha yona kodwa kungenani sasingamamayila amaningi emuva futhi lumfowethu Evans umfowakhe uyisoni futhi ungumgoli wenhlanzi omkhulu futhi wabuyela eqhaphozini inyanga ezimbalwa ezedluleyo futhi balalokhu abakubiza ngokuthi igedleza lomhlabathi futhi igedleza lomhlabathi lamluma futhi wayengasakwanisi ukuphila umlenze wakhe wavuvuka futhi bamhambisa kudokotela futhi bamhlaba amajekiseni Lezo zinto ziyabulala. Futhi balama cotton mouth emuva lapho futhi. I cotton mouth, imoccasin. Ingwenya ezifika amafiti angamachumi amabili ubude. Futhi kwathi sisagola inhlanzi emuva lapho. Ngangibambe inhlanzi enkulu ibass.
Oh,
kwakulisuku sibili lokuphumula futhi wayemkhulu kakhulu, angizange ngenelise umkhupha emanzini, futhi waqondisa iwuka futhi waqhubeka ehamba, kunde wazikhulula ngokwakhe. Futhi saba namabhesi amaningi, phose ikhulu lamachumi amahlanu amaphawundi amabhesi amakhulu. Futhi wona amanye awo esinda amaphawundi athile, futhi kusukela kwamane kusiya kwayisikhombisa, ayisificaminwembili amaphawundi. Futhi ngabamba leyi enkulu, futhi waphunyuka. Futhi ngasengiphosela njalo, futhi ngabamba enye phose ayisithupha, ayisikhombisa amaphawundi. Futhi nganginogodo olude, wawuluphakamisa phezu kwamaluba amanzi. Futhi umfowethu Evans wayele, sonke sasesimanzi sihamba phakathi emanzini, ngoba kungamaxhaphozi nje. Futhi wakhupha izicathulo zakhe, futhi waphetha ibhulugwe lakhe, futhi ehlezi endaweni encinyane eyomileyo, sengathi uyomisa izigqoko zakhe. Futhi wasebona inhlanzi enkulu ibhixika exukwini. Futhi ngangigqumbuza ngisiya kuye. Yena wathi, umzuzu nje mfowethu Branham, ngiza kukubambela yena. Futhi wagijimela lapho. Futhi ngase ngiyidonsele phezulu. Futhi ngicabanga inhlanzi yayeyisiphose hafa, ilele emalubeni. Futhi wasegijima ukuyamdobha. Futhi lapho ekwenza, waklabalala. Futhi nango esiza ependuka, igedleza lamluma. Futhi sakukhangela, futhi kwakulezikhala zamazinyo onyaweni lwakhe lapho ugedleza olwalumshaye khona. Futhi kwakumvisa ubuhlungu kakhulu, kwaze kwathi inyembezi zazisemehlweni akhe. Wathi wezwa njengokuthi amathambo akhe ayesewoma. Futhi nanko thina silapho amamayila amaningi emuva exhaphozini, uyindoda enkulu ukuba ungamthwala. Futhi lapho inyoka ikuluma uyagula kakhulu ngemzuzu embalwa uzwe nje usungani usufile. Futhi uLeo wayemile ekhona. Futhi enye into yeza engqondweni yami, wena lokho ungunkulunkulu. Futhi lapho ebambe unyawo lwakhe elunkonkotshele. Futhi lezo zikhala ezimbili zamazinyo zilapho ugedleza olumshaye khona. Ngabeka izandla kuleyo ndawo ngathi, Nkosi kulotshiwe elizwini lakho, baza kunyathela amakhanda enyoka lezinkume, futhi kakula lutho oluza kubalimaza. Futhi khona khonapho, buhlungu bonke batshiya unyawo lwakhe, wagqoka izicathulo zakhe futhi wagola inhlanzi usuku lonke. Sahamba phakathi kwalobo busuku futhi sabatshela mayelana ngakho. Bona bathi, ungcono lihambe kudokotela. Wathi, nxa uNkulunkulu engivikele kuze kube manje, uzanginakekela indlela yonke. Sagola insuku ezintathu kungela ngitsho isehlakalo esili. UNkulunkulu ulokhe enguNkulunkulu, uyagcina isithembiso sonke. Futhi kunkonzo yami yonke, kuyisikhathi sokuqala ngibona uNkulunkulu esiza ekulinyweni inyoka, ngoba kwakuyisikhathi sokuqala engake ngaba lethuba lokukhulekela omunye umuntu olunywe inyoka. Kwenza nje wazi ukuthi yena uyagcina izithembiso zakhe zonke, futhi amazwi akhe mahle, futhi aliqiniso. Amen. Ikhumbule inkonzo ebusuku futhi langolwesithathu lolu oluzayo, futhi likhulekele omunye umuntu manje ufuna impela ukukhulekelwa, lo yimi. Futhi likhumbule, hambani emhlanganweni kamfowethu Roberts lapho esiza edolobheni, futhi limbingelele kuvela eTabanekeli. Singakabali imibhalo, ngizathanda sime ezinyaweni zethu okomzuzu nje. Futhi kungela machacho, asihlabeleni ikhorasi kumbe ezimbili zaleli ihubo elidala elimnandi lebandla. Ukholo lwami lukhangele phezulu kuwe. Kulungile, wonke umuntu kahlanganyele kanye lami khathesi, futhi kasiyihlabeleni. Futhi ungacabangi ukuthi uhlabela njani, ihlabelele nje udumo lukaNkulunkulu. Ungasikhokhelela kuyo mfowethu Neville. Ukholo lwami lukhangela kuwe, wena undlule Calvary, msindisi ongcwele. Katesi nizwe lapho ngikhuleka susa lonke icala lami oh yivumele kusikela lolo suku ngibe ngowakho ngokugcweleyo lapho nginyathela ubunyama bempilo futhi losizi lusanda macele onke ami hoba umholi wami yenza ubunyama kube yikukhanya yesula usizi qotshe ukwesaba ungavumi ngeduke ngisuke eceleni kwakho
With our heads bowed, I would like to read
Amakhanda ethu ekhotheni. Ngizathanda ukubala kuvela emibhalweni engcwele yeBhayibheli. Mateyu ongcwele isahluko 7, indima 13 no-14. Futhi makuthi inkosi ingezelele izibusiso zayo ezicebileyo lapho siubala.
Enter ye in at the straight gate.
Ngenani ngesango elincinyane ngoba isango likhulu lendlela ibanzi esayo ezibhujisweni futhi banengi abazangena ngayo ngoba isango lincinyane lendlela ilukhonjwana esayo ekuphileni futhi balutshwana abayifumanayo lasikhulekeni
O God who brought again the Lord Jesus from the dead
Oh Nkulunkulu owaletha njalo inkosi Jesu ekufeni futhi lasethuneni futhi wamletha kithi lokhu kusa njengomhlatshelo ophilayo
We humbly dedicate our
Siyanikela impilo zethu kakutsha kuwe ngokuzehlisa ngemicabango yokuthi uza kusikhumbula
While we were yet sinners dead in sin,
lapho sisaseyizoni sifile esonweni lasempambekweni wena wathumela indodana yakho ezelwe yodwa eyenzwe esimeni senyama elesono ukuba inhlawulo yezono zethu ukuthi omsulwa ehluphekela labo abalecala ukuze angasibuyisa ndawonye njalo ebudlelwanweni kanye lawe
no God, if there is sin in our midst this morning,
futhi onkulunkulu nga kunesono phakathi wethu lokubusa enye into engavimbela umoya ongcwele ekusiletheleni umbiko kaNkulunkulu enhlizweni yomunye lamunye wethu siyakhuleka ukuthi ngokuzehlisa Nkosi sixolele izimpambeko zethu sihlanze ngegazi lenkosi Jesu
Whom we know in ourselves,
phakathi ngokwethu kasisilutho futhi siyavuma ukuthi kasisilutho
but thou art holy thou
kodwa ungcwele uqinisile uyikulunga uyiona umthombo wesihawu futhi ngokuzehlisa siyagaqazela lapho lamuhla njengemiphefumulo ephendukayo
as a testimony has just went forth
Njengobufakazi buphumile buvela eJamaica lePuerto Rico futhi lalapho osebenze imisebenzi emikhulu enjengaleyo Oh Nkulunkulu kuyisibonakaliso sokubuya kwalo olungileyo Ukuthi wamkhulula kanjani umfo wethu Evans emazinyweni aletshefu aleyo nyoka ngoba wayelikholwa futhi lamazwi akho aliqiniso izikhathi zonke manje Nkosi sikhulule emazinyweni okufa lokhu kusa lapho isitha sisilumile futhi sasifakela itshefu vumela umuthi wakho osilisayo Loku kusa nkosi. Uthambise imimoya yethu futhi usihlanze kukho konke okungalungi.
Heal the sickness of the physical bodies.
Silisa imikhuhlane yomzimba wenyama eyaphulelwe phansi ngamandla esitha. Wonke abasebukhoneni bobuNkulunkulu makaba siliswe. Khuluma lathi manje ilizwi lakho elilotshiweyo. Nkosi, ngingazi lutho olokukhuluma, kodwa uza kunikeza. Futhi wena uyasixwayisa Nkosi, futhi usenze silungiselele ukubuya kwakho. Ngoba siyakucela lokhu ebizweni likaJesu, futhi langenxa yakhe. Amen. Ngihlezi ngiphuzile kancinyane ngoba ngilindele manje futhi isikolo sesonto ngithemba sesiphumile kodwa kukhona enye into mayelana ngakho lapho ngisiza ekhaya lizwa njengokuthi ngilesikhathi esinenye liyazi sijahile kangako kungenani ngakho siza kukholwa nje uNkulunkulu
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation.
Inkosi yethu yayisipha lesi siqhwayiso esilukhulu ebantwini besizukulwane sakhe abantu ababengabenkolo sibili
and he said straight is the gate
futhi wathi isango lincinyane lendlela ilikhonjwana esayo ekuphileni futhi bayingcosana abazayifumana
Now they wasn't because they wasn't
Manje kwakungayisikho ukuba babengasibo benkolo. Babengabenkolo ngokupheleleyo.
And because that they had trusted in the church.
Futhi ngoba babethembele ebandleni la kuzivuma inkolo ezithile futhi lenhlanganiso zesonto futhi babekholwe ngokuthile kuNkulunkulu. Bacabanga yonke into yayilungile.
But he was telling them that
Kodwa wayebatshela ukuthi baza kuba ingcosana abaza kungena. Futhi ngiyamangala lokhu kusa nxa ngingeke ngifananise leso sizukulwane lalesi sizukulwane. Bona, kwakusekuphetheni kwesikhathi samaJuda. Futhi wayekhuluma ngokutshiyeneyo futhi langamaphetho atshiyeneyo ezikhathi ezehlukileyo.
I was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done
futhi wayebatshela ukuthi into yona eyayisenziwa ezikhathini zakuqala yayisenziwa phambi kwabo futhi behluleka ukukunanzelela
and let's see some of the things
futhi kasiboneni ezinye zalezi zinto ayekhuluma ngazo
They, for instance, could not believe that God was in
bona njengokuthi Babengakholwa ukuthi uNkulunkulu wayekulowo muntu. Leso kwakuyisikhubekiso esikhulukazi. Ababemele bakhwele kuso. Kwakuyikuba kanjani yena engumuntu njalo ke azenze ngokwakhe uNkulunkulu.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Babengakuboni ukuthi uNkulunkulu wayehlala kanjani enyameni yomuntu. Futhi ukuze zonke izizukulwane kuzo zonke izikhathi uNkulunkulu uhlezi ehlala emuntwini
man is god's agent and every generation god
umuntu uyisisebenzi sikaNkulunkulu kuso sonke isizukulwane uNkulunkulu ukhuluma labantu bakhe ngendebe zabantu uhlezi ekhetha umuntu kumbe enye into leyo angayisebenzisa
And he referred to them as being
Uthi wakhuluma ngabo beyisikhubekiso esingako ngoAbraham
He said told them if you called yourself the children of Abraham
Wathi wabatshela ngali zibiza ngokwenu abantwana bakaAbraham uAbraham ubaba wenu wabona usuku lwami futhi wathokoza ukulubona uAbraham umprofeti
And no doubt that Jesus was referring to them.
Futhi kungela kuthandabuza ukuthi uJesu wayesitsho kubo ukuthi wayesefakazile kubo ukuthi wayengumesiya ngoba isibonakaliso sikaMesiya sasimlandela. futhi kwakube njalo kuso sonke isizukulwane ukuthi isibonakaliso sikaMesiya kodwa-ke yena ezenza uNkulunkulu uMesiya ngokwakhe lokho kwakubakhubekisa babengela kukuzwisisa.
Now when Abraham, who they call their father,
manje lapho uAbraham lo abambiza uyise wabo wahlangana loNkulunkulu laye wayesenyameni
because he ate the meat of a calf,
ngoba wadla inyama yethole, wadla isinkwa samabele futhi enatha uchago futhi lebhata phambi kukaAbraham, futhi ke wayenguNkulunkulu. U-Abrahama wamnandzelela yena uNkulunkulu futhi wambiza yena Elohim okungusomandla uJehova. Indoda eyayigqoke impahla elothuli emzimbeni wakhe futhi wahlala ngaphansi kwesihlahla ukuzuza umthunzi futhi wadla inyama futhi wanatha uchago.
Cruel-hearted, selfish,
futhi ke lawo aqandayo alolunya ancitshanayo amajuda bokulunga kwabo abazange bamkhole ukuba indodana kaNkulunkulu futhi babiza u-Abraham uyise wabo, futhi wayebazisa ukuthi wayesenza izinto ezifanayo enyameni yakhe lezo uNkulunkulu azenzayo ekwenye inyama. Lapho ahlangana loyise wabo u-Abraham, futhi u-Abraham wakukholwa futhi babengela kukukholwa. Uyabona lapho u-Abraham ehlezi ngaphansi kwetente lakhe ngoba wayeyenze ukhetho, futhi ukhetho lolu lulethwa phambi komuntu wonke ozelwe kulumhlaba.
The tree of good and evil
is set before every person.
And when Lot is nephew, and their herds begin to argue about the grounds,
futhi labelu sibakhe beqala ukuphikisana mayelana lomhlabathi, u-Abraham endoda elungileyo wathi kubo, kakungabi lokuphikisana phakathi kwethu, lina nje khethani indlela yenu yokuhamba.
Place comes into every believer's life.
Leyo ndawo iza empilweni yonke yomkholwa. Futhi iphambi kwakho lokhu kusa. Futhi iphambi kwami. Uloti kazange acabange ukuthi wayezahlehlela emuva. Kodwa waqala ukukhangela ngaseSodoma lapho izinto ezazilula khona. Futhi kukhona izikhathi eziningi lezo ezikhangela endleleni ezilula. Ngizajoyina leli bandla elithize-thize futhi uyabona akula muntu ozatsho ulutho mayelana ngakho ngoba kulibandla elikhulukazi edolobheni. Indlela elula. Izikhathi eziningi siyakwenza lokho lapho siphambanisile. Kumbula, nxa ulandela uKristu uzazondwa ngabantu ngoba bonke labo abaphila ngobuNkulunkulu kuKristu Jesu bazahlukuluzwa. Futhi nxa ubuya kuKristu awusoze ubuye loba ngaliphi ibandla kumbe ngayiphi inhlanganiso yesonto loba siphi isivumo kholo. Uzabuya ngegazi, yiyo indlela kuphela yokungena.
And you cannot bring
futhi awungeke ulethe omunye kanye lawe. Uzabuya uwedwa futhi uzimele ekuvumeni kwakho futhi lokholo lwakho. Awusoze ungene ubhajulwe ngumalusi kumbe ngokholo lukanyoko. Uzabuya uwedwa lapho usiza kuNkulunkulu. Futhi izikhathi eziningi siyenza lolo khetho lobula. Aluba uLothi lapho ebona yonke into ilula, wabona lapho okwakule mali eningi lodumo oluningi ngoba waye eyabe engowemzini futhi eyindoda ekhaliphileyo efundile elesayensi eningi ephathelane lengqondo futhi wayengenza izinto ezithile futhi agcine inkolo yakhe. Wacabanga ngilokholo kuNkulunkulu ngakho ngizakwehlela eSodoma futhi ngizakwenza imali eyengeziweyo futhi ngizakuba umuntu omkhulu mhlawumbe umtshumayeli omangalisayo. Bona ulalo ukhetho lokwenza futhi lebandla lilokhetho lokwenza. Ngizakwehlela ngiye kuleli ibanja elithile lapho. Oh, wonke umuntu edolobheni ucabanga leli yilo elidlula wonke. Ngani? Umeya wedolobho ungowebandla lelo. Manje angaba ngowebandla elihle sibili. Kodwa kunjalo kumele wahlule ibandla lelo labantu balo ngemibhalo. Wesine isikhathi bayahamba ngoba kuyindlela edumileyo. Abantu bagqoka ngcono abahamba endaweni ezithile. Futhi kuyikho lapho esenza khona iphutha elikhulu. Manje nanzelela lokhu. Futhi uAbraham into kuphela ayengayenza kwakuyikukhethela muva. Futhi kwesinye isikhathi ukukhethela muva kungcono kulokokuqala. Nxa kuthathwa njengalokho. Nanzelela. Akubanga kude. Lapho uLoti ebona idolobho elikhulu, kazange abone ukakhe ephenduka esiba insika yesawudu. Lanxa engazange ebone umlilo uchisa idolobho. Kodwa u-Abrahama wathatha indlela kanye labenkosi abalutshwane abeyiswayo. Wahlala phakathi ezinkangala. Futhi kunjalo, aluba uSera wayethe, manje kumbula, uSera wayengumfazi omuhle kakhulukazi kulolonke ilizwe. Kwakungela mfazi owayemuhle njengoSera. Bonke ababembona babemthanda. Manje kwakulula njani kuSera ukuthatha lolo hlobo lokhetho? Kodwa wakhetha ukuhlala no-Abrahama. Oh, bafazi! Lingavumeli udeveli eliphumputhekisa lisiba lodumo futhi lijoyina lokhu lalokuyana. Wena hlala loKristu. Ngoba ihola seliseduzane. Ukutshabalaliswa okukhulu kulindile phambili. Okwedlula iSodoma leGomora kwaleli lizwe. iSodoma leGomora kuzabe kungcono. Manje, lapho u-Abrahama esethethe indlela ayeyiphiwe nguNkulunkulu, futhi waba lobucaka kwelizwe, yena kazange aphumelelela kancane. Kodwa kunjalo, wayesazi into eyodwa, wayekhonza uNkulunkulu, futhi wayekholwa uNkulunkulu. Ngakho ngolunye usuku kweza lapho amadoda amathathu, futhi begcwele uthuli, njalo bediniwe. Futhi u-Abrahama wabazwela usizi, wathi, wozani ngalapha futhi lihlale phansi ngaphansi kwesihlahla se-oku, okwesikhatshana nje esincinyane. Futhi lapho, esamile lapho ekhuluma labo, wananzelela ukuthi babe ngasibo bantu nje abajwayelekileyo ngokukhuluma kwabo. Babe yahlukile. Futhi u-Abraham waya futhi wabulala ithole futhi walilungiselela. Futhi watshela uSara ukwenza isinkwa futhi abalungisele ukubapha ukudla. Manje kumbula, ababili babo babe zingilozi. Ingilozi enyameni yabantu. Futhi omunye wabo wayenguNkulunkulu ngokwakhe.
And the one that was God.
Futhi lo owayenguNkulunkulu efulathele itente. Futhi uSera wahlala phakathi etenteni. Ngiyathanda ukubona owesifazana igcina indawo yakhe njengalokho. Hathi uphuma phandle futhi etshele indoda yakhe okokwenza. Futhi sonke isikhathi omunye umuntu efika lapho. Kodwa wahlala phakathi etenteni. Kungela kuthandabuza. Mhlawumbe egezisa izitsha kumbe esenza enye into. Futhi lowo owayenguNkulunkulu waqhubeka ekhangele eSodoma futhi wabatshela lokhu ayezakwenza. Futhi ingilozi ezimbili zehla phansi lapho ukuchumayela ivangeli. Kodwa oyedwa wasala ngemuva. Lowo kwakunguye owayenguNkulunkulu. Futhi wathi, kangiyi kumfihlela u-Abrahama. Imfihlo engizaziyo ngoba uzakuba indlalifa yomhlaba. Oh, silalo ilungelo lokuhusa bandla ukuba kwazi imfihlo zokubuya kwenkosi. Ngoba babusisiwe abenzi bokuthula bazakubizwa ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe labo abalambayo futhi labomayo bazakusuthiswa.
Blessed are the pure in heart.
Babusisiwe abamsulwa enhlizweni ngoba bazambona uNkulunkulu. Babusisiwe abamnene ngoba bazakudla ilifa lomhlaba. Ngakho ke nxa ibandla likaNkulunkulu ophilayo eliza kudla ilifa lomhlaba, akula mfihlo eliyifihlelwayo.
All the father has told me, I've told you.
Wonke ubaba angitshele khona mina ngilitshelile. Watsho uJesu. Futhi babengela kumkholwa.
So in the days of Abraham, as he was
ensukwini zikaAbraham, njengokutsho kwakhe kubo. Wathi njengoba uAbraham wayekhuluma endilozini, futhi efulathele itente. Futhi watshela uAbraham ukuthi wayeza kumvakatshela ngomntwana. Futhi uSarah phakathi etenteni wahleka. Futhi wathi, kungani uSarah ehlekile? Kuyini ayekutshengisa? Kungani uSarah ehlekile? Kwakungamahola amalutshwane njengaphambi kokubhidlizwa. Lapho lokho kuthatha indawo. Ngaphambi kokubhidlizwa nje, lowo mlilo wehla uvela ezulwini. Futhi watshisa idolobho. Futhi leso sibonakaliso senziwa. Futhi uJesu wathi, liyaphambanisa kubodokotela abakhulu bezenkolo, kusizwe senkolo, lapho phose izigidi zazingamakholwa. Wathi, liyaphambanisa ngokungazi imibhalo noma amandla kaNkulunkulu. Esizukulwaneni esinjengaleso, labo babengabantu abafundiswe kahle, labo babengabafundileyo. Futhi bavusa ibandla. Lapho umntwana ezalwa wayeyimpahla yebandla. Kwakufanele ube ngumIsrayeli. Insuku eziyisificaminwembili emva kokuzalwa kwakho kwakuyikusokwa. Futhi wawungumIsrayeli kwasekuqaleni. Futhi ubupristi bavela kumLevi, labo ababefundisiwe ukudlula emikhulwini yeminyaka, emibhalweni. Kunjalo uJesu wathi, liyaphambanisa ngokungazi imibhalo. Bayazi ebhukwini labo lemfundo, bayazi ngamakhathikhazi abo, bayazi ngesayensi yezinkolo zabo. Kodwa uJesu wathi, kaliyazi yona imibhalo, lamandla kaNkulunkulu kaliwazi. Ngabe limazi u-Abrahama veliza ngazi. Ngabe lingabantwana baka-Abrahama beliza kuba ngazi. Ngoba u-Abrahama wathokoza lapho ebona usuku lwami. Ngoba walubona ngaphambili usuku. Lapho ngimile phambi kwakhe emuva lapho emzimbeni wenyama. Futhi ngenza lokhu wabakwazi kwakuyini. Futhi wangibiza Elohim. Kodwa lapha ngenza into efanayo phambi kwenu. Futhi lingibiza Belizebhabhu. Oh, babesithi, silo Abrahama ukuba ngubaba wethu. Ubiza uAbrahama ubaba wakho. Wathi ngani? Thina singabe bandla. Sisizwe senkolo. Singabantu abakhulu. Singabantu bakaNkulunkulu. Jesu wathi, lingudeveli. Yena ungubaba wenu. Ngingafananisa leso sizukulwane lalesi. Lamuhla lapha kukhona phose izigidi zabantu labo abazitsho ukuthi bangamaKristu futhi bengazilutho mayelana ngoNkulunkulu njengomhottentot ongazilutho mayelana ngobusuku beGibhite. Kulamadoda labafazi lamuhla ngeqiniso izigidi zabazishaya amaKristu bezitsho ukuthi bangabakaKristu kabasazi isimo sokuqala samandla okuvuka kwakhe. Futhi kabazange banambithe ubuhle bakhe. Kabazange bazwe amandla akhe. Amehlo abo aphumputhekisiwe eqinisweni. Wathi liziphofu. Bakhokheli beziphofu. Ngeke inxa iziphofu zikhokhela iziphofu. Bonke abasoze bewele egodini. Khona basebecabanga. SingamaKristu. Singamakholwa. Singabamandla aphakemeyo kulawo akhona. Orabi bethu bayizifundi ezifundiswe okwedluleyo. Khona ke uJesu wabatshela ukuthi babengayazi imibhalo. Bona ukuthi uNkulunkulu wakufihla kanjani emehlweni abahlakaniphileyo labafundileyo. Futhi wakwambula kubantwana labo abafisa ukufunda. Oh, amandla amakhulu. Futhi lokungakhawuli kukaNkulunkulu. Muhle kanganani yena. Labo abafisayo ukuhamba ngokuqonda phambi kwakhe. Yena gayi kubenqabela into enhle. Futhi ukubona usuku lolu, lapho ilizwe lethu, umhlaba wethu, usukwalisiwe ngento efanayo. uJesu wayefuna ngokuqondileyo ukubaqondisa. Bona bathi, oh Abrahama ngubaba wethu, kuthi siza kuba senkazimulweni. Ungakhathazeki wena mayelana ngalokho, ngoba siyakholwa kuNkulunkulu. Thina singabo professor, kuthi sikholwa kuNkulunkulu, futhi siyafundisa abantu bethu. Futhi ungubani wena ukubuya lapha, kanye lesibonakaliso esimfihlo esidala, futhi uzame ukukubiza khona uNkulunkulu. Kawusilutho kodwa ubheli zebhabhu. Nanko lapho babelezivuma kholo zabo futhi lenhlanganiso zesonto zabo. UJesu wabatshela ngodeveli, cabanga ngakho futhi nizafanisa leso sizukulwana lalesi lamuhla lapho silezigidi zijoyina amabandla, silamachumi ezinkulungwane, futhi uNkulunkulu wehla phansi ukuzohlala ebandleni lakhe njalo, futhi lokwenza izinto ezifanayo lezo azenzayo leso sikhathi, ukuzenza ngokwakhe ofanayo izolo lamuhla lanini nini. Futhi abantu bayakufulathela izikhathi zonke, abanye ukuba ngabadumileyo, abanye ukuze bangakhethi kubanjwa ngamandla ebantwini. Kufanele wenze ukhetho, awungeke ume phakathi laphakathi. Kufanele uthi yebo kumbe hatshi. Kawusoze uphume lowo mnyango ongumuntu ofanayo lalapho ungena. Awungeke ukwenze, kulokhu kukhetha omele ukwenze. Kwenzele uKristu lokhu kusa. Bacabanga ukuthi yonke into eyayingebandla yayizasindiswa. UJesu wathi, lincinyane isango futhi le ndlela ilukhonjwana, futhi kodwa balutshwane abaza kuyifumana. Make ngilixwayise lokhu kusa bandla, nanzelelani, kuthatha isikhathi lamuhla phakathi kokulunga okungokwethu ukwenela okungokwethu isizukulwane sokuzenzisa esiphila kuso. Ihola lelo lapho amadoda futhi labafazi beme emabandleni lasezihlalweni futhi behlabelele izingoma zikaNkulunkulu, futhi baphume kulelo bandla njalo babheme igwayi, futhi banathe iwhisky, futhi baye emidansweni, futhi baphilele umhlaba, futhi batsho ezingcolileyo insomo ezihlambazayo, futhi bazibize amaKristu. Lapho amadoda labafazi besuka kupulpiti kumbe bevela ebandleni futhi kusuka endaweni yamandla okuvuswa kwabafileyo, lapho leso sibonakaliso sikaMesiya esifanayo sihamba phakathi kwabo, futhi bangabiyisidalwa esitsha kuKristu kulenye into embi. Lapho amaphepha ekusakaza futhi kusukela okhunjini kusiya okhunjini emuva laphambili, kusukela endaweni ezome ngongqwaqwane zasenyakatho kusiya emaguswini achisayo aseningizimu, uNkulunkulu uyakuthumela futhi abantu zikhathi zonke bayakufulathela. Ngakho-ke kuyini esingakutsho? Kuyini esingakwenza? Sibuyela emuva emibhalweni lapho athi, lincinyane isango futhi ilukhonjwana indlela, futhi kodwa abalutshwane abaza kuyifumana.
He said, as it was in the days of Noah.
Wathi njengoba kwakunjalo ensukwini zikaNoah, kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Lalelani, ensukwini zikaNoah, umhlaba wawugcwele abantu njengalokhu okuyikho lamuhla. Isayensi yabo yayisedlula yethu. Babesakha amasifinithi lamaphiramidi futhi benza izinto esingeke sizenze lamuhla. Abantu abakhulu ngokwedlileyo, abantu abahlakaniphileyo.
And remember, science says today it's
futhi kumbula iscience ithi lamuhla sokungumzuzu ohodwa kungakabi phakathi laphakathi kobusuku, umzuzu ohodwa anduba inkombalanga ishaye ikhola lokugcina, isikhathi sesiphelile ukwedlula esikucabangayo. Ngiyathemba ukuthi umoya ongcwele uza kutshonisa lokhu kuyo yonke inhliziyo yomkholwa njengezinsuku zikaNoah.
How many were saved in the days of Noah? How that generation?
Bangaki abasindiswayo ensukwini zikaNoah phakathi kwaleso sizukulwane. Isificaminwembili. Phakathi kwezigidi eziningi. Wathi ngakho kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu.
And as it was in the days of Sodom.
Futhi njengoba kwakunjalo ensukwini zeSodoma, kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Phezu kwamathumi ezinkulungwane kwaba labathathu abasindiswayo. Uza kuthi ke kimi, Mthumayeli, pho-ke uthini ngezizukulwane eziza kuzalaye? Manje mfowethu, lokhu kwakwenziwe ngezizukulwane eziningi. Ngingamangala nxa idazeni lingaphuma phakathi kwalesi sizukulwane. Lincinyane isango futhi ilukhonjwana indlela, futhi kodwa abalutshwane labo abaza kuyifumana. Oh, ngiyazi amabandla. Lokho abakuchoyo. Nxa ubeka ibizo lakho ebhukwini futhi ube lilunga, lokhu uqondile. Akula mbhalo onjalo. Nxa into yonke inebizo layo ebhukwini futhi ebandleni kuza kuba lezigidi zezigidi eziphindwe ngezigidi zezigidi eziphindwe ngezigidi zezigidi. Yonke into iza kungena phakathi. Ngakho inhlobo yonke yemimoya iza kuba phakathi lapho. Futhi isimo bani esiza kuba yiso ezulwini. Cabanga ngakho khathesi. Njengomunye umuntu engathi kimi, manje mana okomzuzu mfowethu Branham, uzibani lozibani ngibezwe bekhuluma ngezindini. Ngiyazi ukuthi bazafinyelela. Lokho akutsho ukuthi bazafinyelela la kancane. UPauli wathi kwabaseKorinte bakuqala 13, lanxa ngikhuluma ngendimi zabantu lezengilozi futhi ngingelalo uthando angisilutho. Oh, ngahamba emhlanganweni kazibani lozibani. Oh, yena futhi wenza imisebenzi emikhulu elamandla. Ngimbonile yena yenza iziphofu zibone. Noma kunjalo, engabe elahlekile. Abanengi bazabuya kimi kulolo suku futhi bethi, Nkosi, kangizange ngithumayele ebizweni lakho. Maprofeta, kangizange ebizweni lakho ngaxotsha imimoya emibi. Kangizange ebizweni lakho ngenza imisebenzi eminengi emikhulu. Uza kuthi, sukani kimi lina benzi bokubi. Angizange ngibelazi. Lincinyane isango, futhi lukhonjwana indlela, futhi kodwa balutshwane abaza kuyifumana. Ake ngilinike izilinganiso ezithile ezizalinyikinya. Ngokwesayensi yezokwelapha, edolobheni laseChicago, ngokwesibalo sabodokotela, ukuthi kule nkulungwane ezingamachumi amathathu zokukhutshwa kwezisu eChicago kuphela ezinsukwini ezingamachumi amathathu lezo odokotela abalazo. Mangaki lawa maphilisi amancinyane futhi lezinto abazithathayo eziphathelene lokukhupha izisu. Izibalo ziyatshengisa khona e-United States ukuthi abantwana abanengi bobufebe abazalwayo kulalabo abomshado ongcwele. Belikwazi iBhayibheli lathi kuDeuteronomy 14:2 ukuthi umntwana wobufebe kuzathatha iminyaka engamakhulu amane ukuze lokho kuphume kuphele. Abantwana babantwana 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 babo bangeke bame ebandleni lenkosi. Iminyaka engamakhulu amane! Izizukulwane ezilichumi. Iminyaka engamachumi amane esizukulwaneni. Ukhokho kakhokho 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 wabo wayengumntwana wobufebe. Kabalwa ungaphandle komfanekiso. Manje kuyini? Ngitshengise lapho okwantshintshwa khona. Kuyini esibuye kukho? Futhi khathesi amavezandlebe ngenxa yobufebe. Futhi labesifazana abalesono begqoke ezitaladeni njengamadoda okuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Ababhemi begwayi, abanathi botshwala obutshiyenetshiyeneyo, abazithi bangamaKristu, uNkulunkulu make nqabe lelo xuku lamahule. Lokhu yikho bese bezibiza ngokuthi amaKristu. Yikho uJesu wathi, inyunyane isango futhi ilukhonjwana indlela futhi kodwa abalutshwana abaza kuyifumana. Bangeke bezehlise. Banjengesitachi. Khangela lapho uDavida etshelwa ngesono sakhe ayesenzile. Ngokuphanisa waphenduka futhi uNkulunkulu wamthanda ngenxa yalokho. Ungabatshela ngezono zabo. Baza kuthi kangisoze ngiligqobe emnyango futhi. Ngani? Balezindawo ezinengi zokuya. Bangaya kuleyo mihumo yamavezandlebe abamelana lokunjalo. Kodwa sekuyisikhathi sokuthi abathumayeli bahlome izikhali ezigcweleyo zikaNkulunkulu futhi bathumayele ilizwi kungela kuyekethisa ivangeli. Abantu kumele bezehlise. Kakusekho kuqiniseka phakathi kwamaKristu njalo. Bafuna ukuthi ngingumMethodist, ngingumBaptist, ngingumPentecostal. Lokho kakutsho lutho lokho kuNkulunkulu. Ngakhuluma ngendimi ngenza izimangaliso. Sibeka konke ukuqonqosela phezulu kwalokho. Lapho lokhu kungokunye kwezinto eziphumputhekisayo abangazenza. Sibili, izulu lina kwabalungileyo ngokufanayo lakwabangalunganga. Izulu liyathelezela isilimo ngokufanayo njengokuthelezela ukhula, Roy. Izulu elifanayo, umoya ongcwele ofanayo uwela phezulu kwabantu. Lokhu kungatsho imvelo yabo kumele yahluke kusukela ngaphakathi kusiya phandle. athi ukuzibonakalisa kwangaphandle kumbe ukutshengisela, kodwa umoya wangaphakathi kaNkulunkulu ophilayo, lowo wenza lowo muntu isidalwa esitsha, leso esidlehlisayo inhliziyo yakhe, owesifazana kumbe indoda phambi kukaNkulunkulu. Othi Mchumayeli, utsho ukungitshela uyathandabuza idazeni phakathi kwezigidi futhi lezigidi zezigidi ezine zabantu emhlabeni. Ngiyathandabuza kumbe kuza kuba le dazeni labo abazafinyelela kuhlwitho. Cabanga ngakho. Ngikutshela lokho uJesu akutshoyo lapha evangelini. Cabanga ngakho. Kuyini osokufike kukho? Ngoba ubonakala kungene phakathi kwabantu. Abantwana bobufele baqala ukuzalwa. Lokhu kuyabakhuphela phandle. Bona, singama lapha kwamahola. Sivele lezo zinto. Futhi ungabona ukuthi siphila phakathi kwesizukulwane esonakeleyo, esilahliweyo, esibole kuze kube phakathi komongo. Yikho bangaziboni izibonakaliso. Yikho bangalizwa ivangeli. Benziwe babalukhuni. Kodwa njengabenkolo futhi bamnene. UJesu kazange akutsho lokho. Umoya ukhuluma ngokucacileyo. Ensukwini zokucina baza kuba lamawala abazikhukhumezayo, abathanda intokozo kulokuthanda uNkulunkulu. Abephula izivumelwano abangasuthisekiyo, abalolaka futhi abeyisa abalungileyo belesimo sobuNkulunkulu. Bona. Oh, ungamemeza sibili. Ungakhuluma ngendimi sibili. Kholo lungaxotsha odeveli sibili. Kodwa ayisikho lokho esikhuluma ngakho. Khona ke ungathi kimi, mfowethu Branham luyini uPaul omKristu? Ngubani ozasindiswa? Uzasindiswa wena mfowethu Branham. Ngikuthembele kuNkulunkulu ngalokho. Ngangazi. Ngiyakholwa ukuthi ngisindisiwe. Ngiyalinganisa impilo yami isuku zonke ngelizwi. Nga ingaphili ngokwaleli lizwi, khona ke kukhona enye into embi. Kufanele ngibuyele emuva futhi ngilungisise. Hawu uthi mfowethu Branham lapho abantu bekhuluma ngezindimi, lokho kutsho nawe ukuthi basindisiwe? Hathi mnumzana, hathi impela. Yike ngezwa inyanga labathakathi bekhuluma ngezindimi, yonke inhlobo yombhedo. Sengabona abantu bekhuluma ngendimi futhi bephile lomfazi wenye indoda. Sengabona abantu bekhuluma ngendimi futhi beseqa phezulu futhi laphansi futhi bamemeze njengokungathi indlu iyatsha futhi baphume futhi benze izinto ezinobutsotsi futhi batshontshe bakhulume amanga futhi yonke into. Ungakukhangelela kanjani khona? Hathi mnumzana, ngabebandla amadikoni ebandleni bemlele sibili. Ngani ucabanga bengathi ngamafutha emota ngesonto? Hathi kodwa ngomvulo benze enye into engcolileyo futhi ibolile futhi lehlanzisayo. UNkulunkulu uhlala phakathi enhlizweni, hathi ngaphandle kuyinto evelela enhlizweni. Isango elincinyane futhi ilukhonjwana indlela futhi kodwa abalutshwane abazayifumana. Njengoba kwakunjalo ensukwini zikaNowa abayisificaminembili phakathi kwalezo zigidi, njengoba kwakunjalo ensukwini zeSodoma abathathu phakathi kwezigidi, kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Futhi uyabona ukonakala lokho esiphakathi kwayo. Uyabona ukuthi konke ukucabanga umuntu uyamupha phandle lapho, futhi udeveli wenza abatshumayeli abakhaliphileyo bame kupulpiti futhi bavumela abantu benjalo. Ngolunye usuku umuntu wathi, angisoze ngikuvumele kupulpiti yami uzenze abesifazana bami bahlanye. Hathi bavele bona sebenjalo. Kuza kubaletha engqondweni zawo ezilungileyo. Batshele bona lapho bathiye ukugqoka izigqoko lezi lezinto futhi awu omunye umuntu kufanele akwenze. Ngathi kumkami, sengihlanya mina uqobo. Ngiyahlanya na? Kumbe luyini uhlupho ngami? Enye into ngangaphakathi layithuli. Kufanele ngiyikhulume. Angilandaba ukuthi noma ngubani uthini. Uthi uzawona inkonzo yakho. Awu noma yiphi inkonzo leyo ivangeli eza kuyona. Kumele yoniwe. Nkulunkulu siphe izibindi sokumele lokho okuliqiniso. Futhi sikhulume iqiniso ngakho. Kuyisono, ihlazo, lincinyane isango, watsho uJesu, futhi ilukhonjwana indlela. Futhi lina elicabanga izigidi, futhi lina lonke ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Presbyterian, ma-Pentecost, lingena phakathi, lizadana ngalolo suku. UJesu wathi, abanengi bazokuya futhi bahlale phansi embusweni, bethi, ilelungelo lokuba lapha. Yena wathi, kodwa abantwana bombuso baza kubaxotshela phandle. Kuza kuba lokukhala, lokulila, lokugedla amazinyo. Kungcono uzihlole lokhu kusa mKristu. Kuza kubalezi kiti, ezi pindwa kachumi. Za pindwa uko zikiti, zezi kiti. Za babe ziti nga makristu. Kuti zikoto empilwe niyazo. Ezi za likuta isangu. Uchesu wacho njalo. Vangari abazangena. Kangazi kuba vangari abazangena. Inta kupela ikuti nkulunkulu ngivumele ngibe ngomunye wabo. Lokhu yiko. Ungumahluleli ivumele ngibe ngomunye uthi mfowethu Branham ngabona njani lapho ungumKristu kangazi kodwa wothi ngikutshele lokhu umbhalo okutshoyo sibili uyakukholwa lokho lapho umoya ongcwele ethunyelwa emhlabeni uNkulunkulu wakhuluma ngomoya ongcwele wathumela ingelozi phambili kuqala futhi wathi jabula phakathi kwedolobho laphakathi kwabantu futhi ubeke uphawu emabunzini abo kubo labo ababubulayo futhi bekhalela izinengiso beqondisa lezo zinto kuyini isinengiso owesifazana ozagqoka isembatho sendoda kwenza uNkulunkulu agule Soke wafika lapho okulento eyisinengiso. Kukugulisa kanjani? Awungeke kumele. Owesifazana ozagqoka isembatho esingesendoda. Yiyo indlela enza uNkulunkulu azwe ngayo. Ungahlabela kukwaya. Ungakhuleka nsuku zonke. Futhi umemeze nsuku zonke. Kube uphilele uNkulunkulu nsuku zonke. Ulashiwe ebukhoneni bukaNkulunkulu. Yikho kanye lokho imibhalo ekutshoyo.
An abomination.
Isinengiso. Futhi lalabo abasekela okunjalo baza kuba lesabelo labanjalo. UNkulunkulu wasiphe umusa wokumelana lokunjalo. Nga ungama uwedwa. Hamba lapho futhi ubambele izwi likaNkulunkulu esandleni sakho. Alisoze lehluleka. Manje sesifike osukwini lapho izinengiso zabantu. Futhi ingilozi siyahamba phambili ibeka uphawu njalo. Ifumanisele umuntu oyedwa eJeffersonville. Nga ufuna ukuba kwazi ukuthi ngubani ozafinyelela. Ngifumanele umuntu oyedwa edolobheni lethu. Lo wobubulayo futhi ekhala, okhathazekayo, njalo futhi ehluphekile, futhi ekhulekela izinengiso ezenziwa edolobheni. Ungaphakamisa isandla sakho futhi usibeke emuntwini oyedwa. Thathakela umbhalo, lincinyane isango, futhi ilukhonjwana indlela, leyo ekhokhela ekuphileni, balutshwana labo abaza kuyifumana. Labo yibo kuphela abaza kubekwa uphawu. Oh, ngingakutshengisa abanengi abaya ebandleni, ngingakutshengisa abanengi abahlabela kukwaya, ngingakutshengisa abanengi abafundisa isikolo sesonto, ngingakutshengisa abanengi abayinhloko yamasosayathi amakhulu, ngingakutshengisa abanengi abamemezayo, abanengi abakhuluma ngendimi, abanengi abasebenza emsebenzini wevangeli, kodwa ngitshengise oyedwa. Lo okhathazekileyo phansi enhlizweni yakhe ngazo izono zomhlaba. Ngitshengise umtshumayeli lo ongama lamuhla futhi alahle lezo nhlanganiso zamasonto. Ngitshengise umtshumayeli lo ongama futhi kakhulume izinto futhi alahle zona inhlanganiso zamasonto. Kungangcono angakwenzi. Uyakukhahlelwa phandle lelo litikiti lakhe lokudla. Akumangalisi. UBilly Graham watshela uJack Moore wathi kaboni ukuthi imanjani imihlangano yami wathi kasiye embaptist futhi kasiye methodist futhi kumbe umpentecostal wathi futhi bonke bamelana laye sibili kangitsho lokho sizathu ngithe angeke ngikutsho emphakathini ngikukhuluma ebandleni lami ngiba nomunzima ngoba ihola elivivinyayo liphezu kwami bona bathi nga ungabuya kungaba kuhle Kodwa ungakhulumile utho mayelana ngalokho. Kungangcono nje uzithulele. Ngizachumayela lokho uNkulunkulu athi ngikuchumayele. Lokho yikho. Omunye wabesifika mina mbili uzabe ekhona kwenye indawo. Omunye wabo uzabe ekhona kwenye indawo. Kodwa ngalolo suku, ngangifuna ukuba lecala lokuthi ngaye kethisa ngenxa yesivumo kholo esithile, kumbe ngemfundiso yebandla ethile, kumbe inhlanganiso yesonto ethile. Ngichumayela iqiniso. Bona bathi, kungani wena? Kungani inkonzo yakho mfowethu Branham ekhangeleka inkulu kangaka? Kungani ingamemetheki njengamanye la amadoda akwenzayo? Lokho yikho. Khona lapho. Lokho yikho. Ngiyaphakathi kwedolobho. Ucabanga ukuthi Assemblies of God ngasebenzelana lami? Hhayi kulokho. Engikukholwayo. Ngaba ngeke. Ngingathola oyedwa ngesikhatshana. Uyacabanga ama-Methodist angakwenza? Zama futhi ukufumane. Woba ngumphathi wami okwezidi. Nga ungena phakathi. Uyangena ebizweni likaJesu. Lokho yikho. Oh, yebo sibili, bayakungenisa lapho sibili, bayakungenisa lapho kwenye indawo futhi ukuze ukuthi awusoze ubambane kanye labo kuziphi indlela njengalokho. Futhi ke lapho usuka bathi, "Oh, manje mfowethu Branham ungathi kazikwananga nje engqondweni kancane, uyazi yena ngani ngakwananga engqondweni. Akho ke iBhayibheli kalikwananga emfundisweni. Yikho lokho iBhayibheli elikuchoyo." Yebo mnumzana, khangela, uJesu wathi, "Kungani lingibiza pheli zebhabhu?" Lamkholwa uSolomon, isibonakaliso sakhe sokudalula, lakholwa usuku lwakhe. Indlovukazi yaseningizimu yeza ivela emikhawulweni yomhlaba ukuzobona leso sipho. Futhi wasikholwa lapho esibona. Futhi wena uyahlala usikhangele nsuku zonke, futhi awusikholwa. Futhi abafowakhe yena abazange bamkhole. Wathi, "Lina hambani emkhosini." Wathi, "Kodwa kangiyikhona manje." Wahamba ngenye indlela, ngoba abafowakhe ngokwakhe kabazange bamkholwe yena. Lokho yikho linginyane isango, futhi likhonjwana indlela, futhi kodwa abalutshwana abaza kuyifumana. Lapho kusiza kubafundi ekutshengiselaneni okuyikho, babangaphi owesifazana lendoda bema ngasesiphambanweni kanye laye, uJohane loMariya, iningi labo laselingasekho. Lokho yikho ukutshengisela, yiso lesi isikhathi, lapha kulapho uNkulunkulu enza khona izinto, lapho kulapho uMesiya esemhlabeni, lapho kulapho amandla kaNkulunkulu ehamba ebantwini bakhe. Futhi bababiza bona abagiqiki abangcwele, abahlanyayo, abaphambeneyo. Oh, abanjengalokho. Kodwa ihola lilapha. Sibili kuza kuba lokudaniswa okukhulu ekwahlulelweni. Oh, isinathi sotshwala, uyazi lapho azabe ekhona ekwahlulelweni. Kanjalo nesimithi sotshwala siyazi lapho esizabe sikhona. Kanjalo ihule liyabe lisazi ukuthi liza kuma ngaphi. Kanjalo nomthovi wamakhasi uyakwazi lapho aza kuma khona. Kanjalo isidakwa siyazi lapho esiza kuma khona. Yena akayi kudaniswa, kodwa lapho ukudaniswa kuza kuba khona yilabo ababecabanga ukuthi babeqondile. Yikho lapho ukudaniswa, lapho befika phezulu lapho wathi, "Sibili sanxotsha amadimoni ebizweni lakho, singabachumayeli, singabamabandla athize thize, senza izimangaliso ezinkulu." Oh, sachumayela ngani? Ngangingumphathi ebandleni, bengingubhishobhi, bengiyilokhu. Sukani kimi lina benzi bobubi, ngangizange ngitsho ngibe lazi. Nanko ke yikho ukudaniswa. Wathi, "Abantwana babantwana babo baza kuza futhi bahlale phansi embusweni, bethi silelungelo lokuba lapha, futhi baza kuxotshelwa phandle ebunyameni obungaphandle, lapho okuzabe kulokukhala lokulila lokugedla amazinyo." Lincinyane isango, ilikhonjwana indlela leyo ekhokhela ekuphileni. Balutshwane abaza kuyifumana. Yini lina bantu bami abathandekayo, lokhu kusa, lalelani kulokhu. Angizange ngikwenze lokhu, ngilomlando wokukukhuluma. Yikho kuphela ngilomlando ngakho. Nxa ngingayekela ukuthumayela enye intshumayelo empilweni yami, lelo liqiniso. Kuza kuba labantu abalutshwane abazasindiswa. Ngikukhumbule lokho, abalutshwane sibili nje, wena woba ngomunye wabo. Ngubani bona? Mfowethu Branham. Kangazi, akula omunye umuntu okwaziyo. Siyasebenza ukusindiswa kwethu ngokwesaba langokuthuthumela. Kodwa wena woba semzileni kanye loNkulunkulu. Nxa inhliziyo yakho ingatshayi nje kanye lalelo Bhayibheli, khona ke kukhona enye into ephambanisekileyo. Kukhona enye into ephambanisekileyo. Kungenani ukuthi ibandla lakho lithini, awungeke ungene phakathi ngalokhu. Kufanele ukuthi ungene phakathi ngalokhu uNkulunkulu akutshoyo. Leli yilo ibhuku ozakwahlulelwa kulo, iBhayibheli. Hlala kanye lalo. Oh, wena uthi, "Awu, ngabhaphathizwa ebizweni lenkosi uJesu." Lokhu kuqondile, yilo iBhayibheli. Kodwa nxa impilo leyo ingalilandeli lona, akuzange kukusize ukubhaphathizwa. Wena uthi, "Awu, ngemukela umoya ongcwele." Lokhu kuhle, lokho yikho owawufanele ukwenze. Kodwa nxa impilo yakho engekho phakathi lapho, khumbula, ukhula lwamukela amandla afanayo lalawo awela engqolweni ukuyenza ikhule. Wenza ukhula lumemeze lalo. Ukhula oluncinyane oludala luyasukuma lume futhi nje lujabule njengengqolweni ijabula. Lokhu yikho, luphila ngempilo efanayo. Futhi isoni singahlala ebukhoneni bukaNkulunkulu, simemeze ukunqoba, futhi siphile njengomKristu. Kodwa nxa kungekho enye into eyahlukileyo enhliziyweni, angaba lamandla afanayo okuxotsha imoya emibi. UJesu watsho njalo, angachumayela ivangeli kakuhle nje kanjengoba omunye umchumayeli angakwenza. Yikho kanye lokho uJesu watsho njalo, iBhayibheli liyakufundisa. Yebo mnumzana, lanxa ngikhuluma ngendimi zabantu lengilosi, lanxa nginikela umzimba wami uthiswe njengomhlatshelo, lanxa nginikela impahla zami zonke ukondla abadubekayo, ngilokholo lokususa izintaba, ngisenza zonke izinto lezo, ngichumayela ebizweni lakhe, ngaxotsha amadimoni ebizweni lakhe. Wathi, "Kangisilutho." Ngakho ke yena wayengakwenza, futhi kanye silutho. yabamba umqondo manje into yokwenza ukuthi kuvela enhlizweni yakho oba ngumkristo manje ngena phakathi esango elincinyane ngoba ibanzi indlela leyo ekhokhelela ekubhujisweni futhi izigidi eziphindwe ngezigidi kulesi sizukulwane samakholwa abazangena phakathi lapho ngoba lincinyane isango futhi ilikhonjwana indlela wena nje lo kristu kuphela ilikhonjwana indlela leyo ekhokhelela ekuphileni futhi balutshwane abazayifumana manje lawo ngamazwi enkosi yethu mina bo kuyina ekwenza emile lapho edalula imicabango yabo futhi wathi ungubhelizebhabu awu ngaba ngunkulunkulu kanjani yena ungumuntu vela ngaphi leyo nhlakanipho bakutsho edolobheni lakhe yena lapho ungena edolobheni lapha kunjengokuthi angikhulumi lokhu ngokuleyisa lina bantu lingamakristu liyangithanda liyangena edolobheni lapha futhi kukhangeleka njengokuthi amandla kasathane akutshayelela phansi indawo ilahliwe leli dolobho lilahliwe kuyini akutshoyo uBilly Graham lapho engena eLouisville wathi ukuthi leyo indawo eyamandla amadimoni angakaze ayibone empilweni yakhe wakubeka ephepheni wathi uyezwa nje ukuncindezela kukadeveli ngoba angikuzwa khona ngani leli likhaya lami lapho uJesu ephenduka ekhaya lakhe yena wathi eminengi elamandla emisebenzi wayengela kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo wathi umprofethi akalakuhlonitshwa umthumayeli ngaphandle kwelakibo ilizwe phakathi kwabantu bakhe bona akula ongakwenza umbhalo utsho njalo bona manje lapho ungena phakathi kwedolobho lapha futhi ungangitsheli angisoze ngibe kwazi ngiyafika ebantwini abaqhawula isandla sami futhi bathi oh mfowethu Branham ngiyakuthanda futhi ukwazi lawo ngamanga yakwazi ukuthi ngamanga nxa uNkulunkulu engangitshela ukudalula kwenhliziyo kungani angeke angitshele lokhu sibili futhi khona phakathi ebantwini bakho edolobheni lapho bekubona bathi awu yazi ngibone lapho okuthile thile ngaphi bekungaphi khona phezulu kulokhu ha siyamazi loo ndoda uyakuzwa khona akuthi ngikutshele yeka umuntu afike endlini yakho lo ongakuthandiyo kangako ahlale endlini yakho kancane nje futhi uzwe lowo muzwa ongazwisisekiyo kuphindaphinde lokho ngenkulungwane ezilitshumi lane khathesi khona-ke uyakubamba lokho engikhuluma ngakho ubusungena-ke endaweni lapho umuntu wonke uyakuthanda lowo muzwa wokwamukelwa nje oh minabo futhi ungahlala lapho nini lanini bona lokho yikho bona kungumoya futhi abantu kabakwazi ukuthi kuyikuyini bayamangala kungani abantu bewonakele kangako kuyini okwenza abesifazane abalungileyo kuyini okwenza abesifazane abalungileyo bagqoke izigqoko ezingelambeko futhi baphume phandle lapho kuyini okwenza lakhathesi lapho kusaqanda amankazana amancane ale minyaka elitshumi lesithupha kudala egqoke izigqoko angafanelanga ukuzigqoka phambi kukanina futhi phandle esitaladeni kungenxa hathi lowo mntwana lowo mntwana akazingcono kodwa ngenxa yomunye umthumayeli kupulpithi owehluleka ukugcina isikhundla somsebenzi wakhe lokhu yikho kanye sibili abesifazane bayangena esitaladeni futhi lokugqoka konke okukhanukisayo lezinto ezinjengalokhu lezoni zibakhangele futhi engakwazi ukuthi nje ulecala sengathi uphile le ndoda leyo ujesu watsho njalo ujesu wathi loba ngubani okhangela owesifazane amkhanuke uvele usefebile laye enhliziyweni yakhe futhi kuzafanele aziphendulele khona ngosuku lokwahlulelwa lincinyane isango futhi ilikhonjwana indlela ngiyakwazi licabanga ukuthi ngiyindoda elukhuni kangilukhuni ngingumfowenu futhi ngiyalithanda balekela ulaka oluzayo yana eliphambanweni futhi ukhale kuze kuthi inhliziyo yakho igwaliswe ngumoya wakhe lokho kuza kuphendukisa ufulathele yonke into yomhlaba futhi uhambe ngobunkulunkulu phambi kwakhe le nhliziyo yakho ivuthela yena uthando hathi umsebenzi uKristu kasuye umsebenzi ukukhonza uKristu kuluthando ukukhonza uKristu kuyakudonsa kuyakubamba ngamandla kuze kuthi konke okudikiza kwempilo yakho kutshaye kanye laye yikho lapho obona khona isono futhi wawukhalela umhlaba wadabukisa uNkulunkulu ngezinsuku zikaNowa lapho ebona izinhliziyo futhi uJesu wahlala phezu kwentaba futhi wathi Jerusalema Jerusalema kangakanani ngithanda ukukufukamela kodwa ihola lakho selifikile futhi lendlu yakho isele ichithekile khona kuya kuba njalo ekubuyeni kwendodana kaNkulunkulu inhliziyo yekholwa eliqotho lephukile uyabona khona kathesi kumele kube lemvuselelo enyathela leli lizwe kungaba kanjani ngecuku lamavezandlebe kungaba kanjani lapho bevele belahliwe umbuso kaNkulunkulu njengomuntu lo ophosela imbule olwandle futhi lapho esekhuphile wayelabofudu baselwandle imfudu inyoka amaxoxo lenhlanzi kwakungasuye ukukhetha ukuthi kuphi yena nje wakuphosela okunjini yikho ivangeli elikwenzayo yikho uPilgrim ora Roberts mina ngokwami futhi labo bonke abanye abachumayela ivangeli baphosela phandle balidonsele phakathi nampo lapha nkosi kodwa kuyini esikwenzayo isikhathi sonke siyathola ukuthi ungakabuyeli njalo sebebuyele khona echibini njalo kuyikuyini kusukela ekuqaleni kwakulufuthi lolwandle lokho akuzange kumguqule ukubanjwa embuleni yevangeli wayelufuthi lolwandle kusukela wayeluhlobo lofuthi kusukela wayeyinyoka kusukela wayengumzenzisi engakezi ebandleni wayevele engela sifiso sokuthiya ukunatha kwakhe nokuthova amakhasi nokubhema nokuqamba amanga nokuntshontsha weza njengoba wayesaba isihogo uzenza ube ngosifaneleyo lapho usenza lokho kuliqiniso lokho inginyane isango futhi lukhonjwana indlela futhi balutshwane labo abazayifumana asikhulekeni nkosi oh ngishole Nkosi, tholisisa indaba yami khona kathesi Nkosi. Mawungangivumeli ngize phambili ekwahlulelweni phambi kwakho, emva kokuchumayela ngale indlela. Oh, nxa kukhona loba yini into engcolileyo phakathi kwami. Nkosi, isuse ngiyacela. Siyabona usuku esiphila kulo. Lapho amadoda labafazi besiba lukhulu. Bona balamahloni. Wathi kwesinye isikhathi akula ngitsho inhloni phakathi kwamadodakazi eziyoni ukuziphatha kwabo okuhle kususiwe sebeze bengasela kuyangeka futhi oh nkosi ucabange futhi siyazi ukuthi inkombasi khathi ngaphetsheya iyachaya umzuzu nje kumbe eminye empili futhi ukubhidlizwa okukhulu kuzabuya ngakho ke makuthi lo ongcolileyo abe ngongcolileyo Nkulunkulu sivuse sonke lokhu kusa sinyikinye nkosi siyabona izibonakaliso zibonakala amehlo ethu avuliwe ukuba sikwazi lokho siyabona izigidi izigidi nkosi zichibilike zafulathela futhi zahamba ngiyamangala kuyini engingakwenza kuyini engingakwenza oh nkosi ungaba khona na okunye nkosi nxa khona kuthatha ukuchumayela okuneni imikhuleko emineni okunye okuneni ngisize nkosi ukuthi ngingaletha umbiko ebantwini kuyini engingakwenza kodwa bayaqhubeka bewuphika wena uyenza izibonakaliso zakho ezinkulu futhi wenze izimangaliso zakho futhi kukanti abantu bayaqhubeka behamba besiya ukuthi umbhalo wakho kumele ugcwaliswe yiso lesi na isikhathi sokuthi akula muntu ongeza kimi ngaphandle ubaba wami amdonse ukuthi konke lokhu ubaba anginike khona kuzakuza kimi Nkosi Nkulunkulu siphe lokhu kusa ukuthi abantu bazavuka futhi babone lesi sibonakaliso sokugcina somhlaba uyakhuleka Nkulunkulu ukuthi unikeze enye into ebantwini usisa laba bantu abancinyane lokhu kusa Nkulunkulu qala ngomfowethu Neville Nkosi silisa umzimba wakhe uyagula lokhu kusa Nkosi Isizwe siphazamisekile ngiyakhuleka ukuthi isandla sakho esisilisayo siza kuba phezu kwakhe yaluza umphefumulo wakhe Nkulunkulu hamba phakathi kwaleli bandla kulamadoda labafazi abahlezi lapha engingasoze ngibabone njalo kuze kube yilolo suku lokwahlulelwa khona ke kufanele ukuthi ngiphendule ngabo kodwa ngivalile ilizwi lakho inyinyane isango futhi ikhonjwana indlela ukuthi kodwa balutshwane abaza kuyifumana Oh Nkosi, kulela kube yilokho abalutshwane abanye babo. Ungakwenza wena Nkosi. Nika lokho wonke umuntu lapha. Ngiyakhuleka njengomuntu engakhuleka kuphela. Nkosi, laba bantu bangangenzela loba yini? Okungaba yikungisiza. Ngabe ngilambile, bebengipha ukudla. Ngabe ngifuna isuthu, bebengayithenga yona. Bebengahamba ndawonye bengithengele imoto ukuchumayela ivangeli. Bengenza loba yini ngalendlela? Oh baba. Shola miphefumulo yabo lokhu kusa. Ngiyacela kwenze futhi bavumele bayihlole phambi kwakho. Angazi. Ngiyathemba ukuthi bonke bakulabo bakhethwa. Lami ngifake lapho njalo Nkosi. Futhi nxa kukhona loba yisiphi isizathu phakathi kwami ukuthi ngingabikhonali. Nkosi, wena nje kwambule khona kimi ngizakukuqondisa khona khathesi ngifuna ukuqiniseka Nkosi ukuthi kulokho kusa kuzabe kungela nhlupho emfuleni ngifuna ukungena ngalolo suku futhi angikwazi ukuthi kuzakuba nini lapho khona kungaba khona njalo lamuhla ngakho ngisize ukwazi siza abantu laba bebekwazi futhi lapho sibona inhliziyo zethu singelandaba oh siyakholisa umbiko omuhle ukulalela emsakazweni kumbe sihambe ebandleni siyathakazelela umbiko omuhle ngasila ndaba ngokukhuluma ngoJesu kwenye indawo kodwa Nkosi isono singumthwalo ongaka kithi na kuthi kuyaletha inyembezi emehlweni ethu ukububula futhi sikhala futhi simelana lakho yonke into izinengiso ezenziwayo phakathi edolobheni Nkosi vumela ingilosi kaNkulunkulu ibone lokhu phezu kwethu futhi isiphawule siphe khona Nkosi loba kunjalo hoza Nkosi Jesu khathesi futhi ulungiselele inhliziyo zethu futhi usinike isibonakaliso sakho seqiniso ukuthi uphakathi kwethu ukuthi sibe kwazi ukuthi siyemukela isibonakaliso sokucina phambi kokuphela kwalesi sizukulwane futhi siyabona ubufebe lapho indoda iphila elizweni futhi isiba labantwana abazalwa ngabafazi benye indoda futhi amankazana amancinyane ezitaladeni futhi amakhulu beqotshiwe ezikolo mnyaka ngomnyaka futhi ontanga besiba ngomama futhi agula nhlonipho futhi lokuthi kanjani abesifazane besiba itshefu ngokwabo ngokubhema futhi lokunatha futhi lama television futhi lokunye okunjalo lokhu okona ingqondo zabantwana Nkosi uza kuma kanganani futhi wena uNkulunkulu ongcwele baba Ngizwa okungejwayelekanga lamuhla ukuthi enye into kufanele yenziwe masinyane Nkosi Kangazi okokutsho kodwa ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzabeka enhlizweni zethu lokho okokwenza siphe lezi zinto Nkosi siyazicela zona ebizweni lika Jesu Amen Ihola seliseduzane wonke umuntu olengqondo lo ufanele acabangisise uyakwazi ukuthi enye into ilungiselela ukwenzakala ngakula muntu kulesi sakhiwo lo olengqondo yakhe eqondile kodwa esazi ukuthi umhlaba lo awungeke ume ngaphansi komumo lowo asingeke sime bangani ngakula ngitsho into eyodwa njengomalusi wenu lo mfo wenu Kakula ngitsho into eyodwa engingalikhokhelela kuyo lokhu kusa kodwa kuJesu Kristu kakula nto engiyaziyo sabangani njengezinto eziprofethiweyo ukuza andukuba ukuhlwithwa uthathe indawo yonke into engazi ngayo isigcwalisekile wena uthi phoke ngoPaul wesilo lokho kuza ekuhluphekeni ibandla lizabe selihambile lapho akudingeki ukuphawula laba sebehambile bona ukuphawula kwenzakala khathesi ukuphawula ikutshengisa uphawu balekelani kuNkulunkulu balekelani kuye masinyane ngiyamangala lokhu kusa lapho sisalindele lapha nje okomzuzu futhi ngizwa njengendlela ozwa ngayo ngiyawuzwa umuzwa wenu omunye lamunye wenu ezama ucabanga Nkulunkulu ngihlole Yiyo indlela engizwa ngayo lami ngiyananzelela ukuthi imbiko enjengalokhu mngani ayijwayelekanga phakathi kwabantu uyabalahla futhi wena nje ubehlisele phansi omunye umuntu kufanele akwenze lokhu ngifisa aluba kwakungomunye umuntu kodwa nxa kungehlela ukuba ngikwenze nxa kufanele ngibe ngowesifazana okorobhayo mangikorobhe Ngani uDavida wathi ungcono ngibe isicapha somnyango endlini yenkosi kulokuhlala emathenteni kanye lesono lokho kunjalo loba yini uNkulunkulu afuna ukwenza kwenze ungabi lenhloni nxa kule futhi khumbula ngiyakwazi leyo yinto enkulu uthi futhi Branham wena uthi imphefumulo eyisifica mina mbili yiyo ezasindiswa Kangazi ukuthi bangayi abaza kusindiswa ngingeke ngilitshele kodwa ngiyatsho into eyodwa bazabe bebalutshwana osukwini olunjengalolu cabanga nje kulolo suku lapho ayekhona bangaki abasindiswayo cabanga ngosuku lika Noah futhi losuku lika Lot futhi labo bonke wathi ngakho kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu ngoba lincinyane isango futhi ilukhonjwana indlela uyabona ungena wedwa kanye laye futhi yikho konke ubona futhi kodwa abalutshwane abazayifumana bangaki abakholwayo ukuthi yilo iqiniso levangeli uJesu Kristu watsho njalo balutshwana abakuyifumana balutshwana sibili nje ngoba ngomunye wabo abalutshwana ngiyazi lokho kulukhulu kuyasinda futhi kuyangisinda ukuba ngikukhulume ngilizwela uthando lobuntu kodwa uthando lukaNkulunkulu luyangibamba ngamandla ukuthi ngilitshele manje umoya ongcwele ofanayo lo owasebenzayo ensukwini zika-Abrahama wasebenza ensukwini zikaKristu wathembisa ukuba lapha ukwenza into efanayo yena ulapha manje nxa ngilitshele iqiniso uNkulunkulu ubatshelwe kulelo qiniso nxa ngingaligcini ilizwi lami kangusiye muntu welizwi lami nxa ungagcini ilizwi lakho kawusiye muntu welizwi lakho manje ngingakuthembisa enye into futhi ngiyenelisa ukuyenza kodwa ngiyabuye ngikutshele nxa nginesikwelede sakho senye into futhi ngikuqatshele ngingumzenzisi nxa ngingabuya ngikutshele nginesikwelede sakho kodwa angeke ngikubhadale kodwa ngizenza ubungcono engibukwanisayo ngakho-ke ngixolele futhi ungincedise bona sonke silesikwelede kuNkulunkulu ngolunye ulutho silesikwelede kuye ngempilo zethu kasiqinisekeni ngakho phuma futhi uthi ungatsho ukuthi awu manje khangela ngingumpresbyterian ngingummethodist ngingumpentecostal ngingumchurch of god ngingumnazarini ngingumpriestly holiness ungakucabangi lokho kuza kuba lezigidi zalabo esihogweni wena hoba ngumkristu kukristu bangaki abaza kuthi mfowethu Branham ngikukhumbula emkhulekweni khathesi ngifuna ukusukuma uNkulunkulu akubusise
Lord,
uyabona izandla zakho ihola selilapha umoya ongcwele omkhulu uthulisa isakhiwo lesi lokhu kuza ngiyabuzwa ubukho bakho ngiyananzelela ukuthi ulapha kuzohlonipha ilizwi lakho mina Nkosi ngihlanyelile futhi ngiza kuthelezela ubusuku lemini funa omunye akuhluthune esandleni sami uthumele ilizwi lakho ukwenza injongo futhi lizafanele likwenze lokho Nkosi umbhalo uthi ungofanayo izolo lamuhla lanininini babengakukholwa labo bantu ensukwini zakho abazange bakukholwe ukuthi umoya ongcwele wawuphakathi kuwe futhi wena wazenza ngokwakho ungumuntu uNkulunkulu kuyekuthi wena wawuyindodana kaNkulunkulu ezelwe yintombi emsulwa eyeza emhlabeni ukusihlenga ezonweni zethu futhi ngoba babebone umoya kaNkulunkulu phakathi kwakho bazama ukwenza okwahlukileyo futhi wabatshela Nkosi kakusini owenza imisebenzi ngubaba wami ohlala phakathi kwami uyenza imisebenzi nxa labiza u-Abrahama ubaba wenu u-Abrahama walubona usuku lwami sibili walubona lapho emile eceleni kwakhe wambona esenza imisebenzi leyo futhi nesibonakaliso wabona usuku lwami futhi wathokoza wathi liyaphambanisa ingakwazi umbhalo kumbe amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wembesa njani intombi emsulwa futhi wazala indodana okuzalwa ngentombi emsulwa futhi ahlale ngokwakhe ekugcwaleni kwamandla akhe kulowo muntu oyedwa futhi lokuthi wayengathatha njani lelo gazi elifanayo kulowo mzimba asiphayo njengomhlatshelo futhi angcwelise abantu labo ayengaphila kubo ngokwakhe aqhubeke ngomsebenzi wakhe kuze kube sekupheleni oh Nkulunkulu busa abantu bakubone lokhu kwenze khona sindisa wonke umuntu lophakamise isandla sakhe bahlanze inhliziyo zabo Nkosi izandla zami ziphezulu nihlanze oh Nkosi leyi yindlu yokuqondisa leyi yindawo lapho okumele sigeze khona vumela umoya ongcwele asigeze lokhu kuza futhi asihlanze kukho ukonakala siyakhuleka Nkosi ukuthi kungayi kuba lo muntu osuka lapha kodwa ozagcwaliswa umoya wakho mhlawumbe akuyi kuba ledlabuzane elilodwa elivela ngaphandle lapho kusenzakala kodwa Nkosi ngena ngaphakathi dubula ikhasi futhi usitshengise lokhu esiyikho khona Nkosi kuvumele khona futhi ke sigcwalise ngomoya wakho ngenhliziyo leyo eqinisekileyo lemsulwa futhi lakulezi sikhathi sokuzingelwa lezilingo ezinzima uzaqhubeka uhlabusa futhi ungothandekayo kithi lapho siqhubeka sihamba silindele lolo suku lapho inyembezi zisehla phansi ezihlathini zethu ngenxa yezono zedolobho ngakuthi umoya ongcwele akhangele phansi futhi athi kukhona oyedwa lo engingamphawula ungowami owesilisa ungowami owesifazane kuvumele khona Nkosi makutholakale phakathi kwethu lamuhla siyakucela ebizweni lika Jesu amen.
When I come
lapho ngisiza emfuleni ekupheleni kosuku futhi iziphepho zokucina zosizi sezivuvuthekile kuzabe kulomunye umuntu elindele ukungitshengisa indlela kangiyikucapha iJordani ngingedwa kangiyikucapha iJordani ngingedwa uJesu wafela ukuhlawulela izono zami zonke lapho ubunyama ngikubona yena uzabe engilindele kangiyikucapha iJordani ngingedwa ngifuna ukumazi khathesi thatha isandla sami Nkosi eligugu ikhokhelele phambili ngivumele ngime ngivumele ngime lapha Nkosi imelane layo yonke into ethiwa yibubi yonke into ekhangeleka iyibubi kangila ndaba okukhulunywa loba ngubani ngivumele ngime Nkosi lapho sengenzile konke ngenelisa ukukwenza isize ngime thatha isandla sami futhi ungidlulise kukho Nkosi yenza enye into ngivumele ngime lapho lezi zinto zisiza lenotho yalumhlaba lakho konke okuzikhukhumeza lenkazimulo yawo umputhekisa amehlo ami kukho mangibone yena kuphela lo wangifelayo nxa kungithathela wonke umngane engilaye nxa kungithathela yonke into engilaye lokho akutsho lalutho olulodwa ngiyakunikela konke elathini lokho yikho ngivumele ngime ngingothembekileyo futhi ngolunye usuku lapho ukuphefumula kuphephetha ebusweni bami futhi ngisazi ukuthi inhliziyo yami ayisekho le nsuku zami seziphelile ngesikhathi sami sesikwanile nekhadi lami selikhutshiwe eshelufini ngifuna ukungacaphi iJordani ngingedwa uza kuba ekhona yebo lapho ubunyama ngibubona uza kuba engilindele lapho angiyikucapha iJordani ngingedwa ngani ngamela khathesi yena uzangimela lami-ke lapho izamphilela yena lo owangifelayo ngakho-ke impilo yami izakuthaba kanganani yiyo indlela engifuna ukuma ngayo ngicabanga kulabantu abagulayo lapha nginikezile amakhadi na ngikhohliwe banikezile amakhadi na kulamakhadi anikeziweyo na ukhona olamakhadi okukhulekelwa kakula ngisalindele nje umoya ongcwele nxa ungakholwa kuphela ngoba lokholo nje ungathandabuzi nxa unkulunkulu engambula kimi izinhlupho zenu noba yini okuyikho kangazi nxa ungaphakamisa isandla sakho kawungazi lami kangikwazi ngakho-ke nxa unkulunkulu angambula lapha ungakholwa na ukuthi bekuyindilozi efanayo eyaletha umbiko nje ngaphambi kokuchithwa emuva le uzakuba yindilozi efanayo ekulethayo khathesi ngaphambi kokunye ukuchithwa ungakukholwa lokhu na ngakunjalo phakamisa isandla sakho kulungile kulungile makuthi inkosi isiphe khona yena uhlezi duzane lami kukhona omunye ohleziyo duzane lami nginkosazana Snyder lapha kumbe nginkosazana Murphy lapha lelo ibizo lakhe eliyikho ohleziyo khona lapha ngiyabazi bona kangiyazi lindoda yena kazakali kimi kodwa unkulunkulu uyamazi nxa unkulunkulu engakwambula khathesi bangaki abakwaziyo ukuthi kakusikho ungakhangeli kimi minabo ngingowasezintabeni eKentucky mayelana lalokho angila ngitsho imfundo eneleyo lakancane ukubhala ibizo lami kodwa kulento eyodwa engiyaziyo ngiyamazi yena futhi lokho yikho yikho konke engile ndaba lokuba kwazi manje ungabi le ndaba lokwahluleka kokukhuluma kwami futhi ungacabanga ukuthi intshumayelo yami lokhu kusa ibiphandle kwendlela futhi lakho konke kulinganise le bhayibhili ngesinye isikhathi kubone ukuba kunganembi khona ntakulo bona nxa ingilazi yokukhombela yakho ingaqondananga phakathi lapho uyibeka lapho ungakulinganisa lemicabango yakho kodwa kulinganisela lokhu akutshoyo incinyane isango ilukhonjwana indlela futhi baza kuba balutshwane abazayifumana ngoba ibanzi indlela ekhokhelela ezimbhujisweni futhi nesango libanzi futhi abaningi bazangena khona kilo izigidi eziphindwe ngezigidi zizakungena phakathi lapho oyedwa phakathi kwezigidi khona nje kuza kuba indlela okuzabuya ngayo nanko-ke yikho lokho akutshoyo manje akazange aphelelo nani kodwa wathi njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikanowa imiphefumulo eyisificaminwembili njengoba kwakunjalo ensukwini zesodoma emithathu phakathi kwento yonke abathathu basindiswa ngomlilo ngakho kuza kuba njalo manje nxa loba ngubani engokamoya sibili ngifuna ukuthi ngikhangele lindoda ehlezi lapha ungikhangele ngokugxilisileyo uphakamise isandla sakhe kangimazi kangikaze ngimbone futhi kangazi lutho ngayo ihlezi nje lapho engikhangele kodwa bona wenza ukuxhumana uyakhuleka manje lokhu kuyikho manje nxa inkosi ingangitshela leyo ndoda ohlezi khatshana kangaka lami futhi lokho kuyikuhlangana kwethu kokuqala futhi nango uhlezi lapho nxa inkosi ingambula kimi lokhu yena angeke ngimsilise angeke ngikwenze lokho ngoba unkulunkulu usevele wakwenza lokho kodwa kungengezelela ukholo lwakho umuntu wonke uyabona khathesi ukhona lapha umoya ofunayo nje futhi khumbula ujesu wakuthembisa lokhu phambi kokuphela kwesikhathi uhlezi kuyisibonakaliso sokugcina ngolunye usuku kuliyo lami sihlezi esitaladeni futhi labanye bethu sikhuluma futhi ngaqhubeka ngisizwa kule nguquko ezayo inguquko ezayo lapho sikhuluma ngakho kakuyikuba inguquko kunkonzo yami ngoba kakusayi kuba khona kodwa kuzakuba inguquko kimi ngihlezi ngikuthakathaka futhi nje ngithiye abantu bengikhokhela futhi bengihola futhi bethumelele indlela laleyana indlela nxa bengingabe ngenze enye into inkosi eyangitshela ukuthi ngiyenze isikhathi eside esedluleyo bengingasoze ngibe phakathi kuhlupho engikulo lamuhla ngiyaphuma liviki elandelayo ukuba ngedwa lonkulunkulu yebo mnumzane kufanele ngiyingizwe ngivela ezulwini kangifuni ukuba ngobuthakathaka ngifuna ukuma ekukholweni kwami indoda lokhu kusiza kubuyela khona kuwe uhlezi khona emuva ngoba loyo ndoda uyakholwa ngempela uyakholwa ngiyakukhangela umbuthano yonke indawo futhi kuyawela khona kanye kubuyela kulundoda kulesidingo lomthwalo kodwa umthwalo komunye umuntu othile lokhu yikho ukhulekela omunye umuntu othile kulomunye umuntu othile enhliziyweni yakho lokhu yikho kayisikho na ungumngani nxa ngingakutshela luyini uhlupho ngalowo mngani ungangikholwa na ukuba yinceku kankulunkulu ikudakwa okwedlulisileyo lokhu yikho nxa lokhu kuyikho phakamisa isandla sakho liyakholwa na omunye umuntu lapha uphakamise isandla sakhe owesifazana emuva phakathi lapha omunye umuntu yebo ye kawungazi kangazani lani lonke kangilazi kodwa unkulunkulu uyalazi ngiyakukholwa lokhu nxa unkulunkulu angambula kimi lokhu okusenhliziyweni yakho ungangikholwa na ukuba yinceku yakhe nina elincane lokhu okhathazeka ngakho lusane lolo laphana lokhu okunjalo futhi lolo sane lulomkhuhlane wesikhumba ebusweni balo udokotela kalakho angakwenza ngakho ungowemzini lapha wena lothandekayo wakho ohlezi laphana uyakholwa na unkulunkulu engangitshela ukuthi ungubani kumbe uvela ngaphi uyakukholwa na ungamukela ukusiliswa kosane nxa engakwenza kulungile ungabuyela esomerset kentucky lapho ovela khona futhi ukholwe ukuthi uzasila lowo mkhuhlane wakho wesikhumba uzalutshiya usane nxa ungakukholwa ngithe ngiqamba lelo bala omunye umuntu omi ngemuva le phakathi eholu ovela esomerset kentucky ekhuleka olohlupho lwenhliziyo uyakukholwa ukuthi unkulunkulu uzabenza bephile nxa ukukholwa khona ngenhliziyo yakho yonke futhi uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzakusilisa futhi akwenze uphile lapha nanku lapha ngiyakholwa ukuthi isandla somunye umuntu sibuyile khona phakathi lapha khona ngalapha inina ye ngisibonile isandla sakho kangazani lawe nina kangikwazi kasizange sihlangane uyangikholwa na ukuba yinceku yakhe uyakholwa kulo mthwalo enhliziyweni yakho kumbe enye into uyakholwa unkulunkulu engakwambula khona kimi uyakholwa kungumoya munye wakukristu mukakho ohlezi lapho uyakholwa into efanayo laye ungakholwa into efanayo kumayelana ngenkazana yenu encane ehlezi eceleni kwakho laphana kunjalo kule mvukuzane kodwa uyakholwa ukuthi unkulunkulu engamsilisa nxa ukholwa phakamisa isandla sakho kulungile Beka izandla zakho phezu komntwana. Nkosi Jesu, ebukhoneni bomoya wakho. Ngiyamlahla udeveli obulala umntwana. Ngiyabeka ngokholo igazi lika Jesu Kristu phakathi kwalo mbulali futhi lomntwana. Makaphile. Amen. Woba lokholo kuNkulunkulu. Ungathandabuzi. Nxa ungakholwa, zonke izinto ziyenzeka. Nxa ungakholwa, izinto zonke ziyenzeka. Kuqondile. Omunye umuntu emuva phakathi lapho uphakamise isandla sakhe. Wenye indawo, wena, inina ngangale ekugcineni. Uyangikholwa na ukuba inceku kaNkulunkulu? Ngangikwazi. Wena kaungazi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangambulela lokhu okulihlupho lwakho. Ungamamukela uJesu ukuba umsilisi wakho, kumbe umuphi, loba yini, okuyikho, loba yini okungu. Uyakukholwa khona ke? Kulungile. Lokhu kwethuka, kwethuka obulapho. Yikho okade ulapho. Nxa kunjalo, sukuma ume nezinyawo zakho. Nxa kunjalo, ukuze abantu nje babone ukuthi uliqiniso. Kulungile. Uzakuchiya khathesi. Hamba ngekhaya uphile. UNkulunkulu akubusise. Uvela eKentucky lawo. Ah, kunjalo. Inina elihlezi eceleni kwakho livela eKentucky lawo. Ivela khona la. Ngangikwazi. Ngiyakwazi na, kodwa ngingakutshela. Kunenye into engalunganga ngawe. Nxa ngingakutshela lokho okungalunganga ngawe, uyamamukela uKristu njengomsilisi wakho? Kusenqulwini yakho. Nxa lokho kuyikho, phakamisa isandla sakho khona phezulu ukuze abantu bakubone. Kulungile. Hamba ngekhaya manje. Koza kukuchiya. Ukholo lwakho liyakuphilisa. Ngiyakugolomba ukuthi ukholwe. Ngiyakugolomba ukholo lwenu ukuthi likholwe. Lapha kuhlezi inina lapha. Likhuleka. Ile henki yalo ebusweni bayo. Angikwazi. UNkulunkulu uyakwazi. Uvela eJoliet, Illinois. Futhi wena ulethumba. Unjalo sibili. Ungamangali. Yebo, nguye lo. Nguye lo umfazi uRosella amlethileyo. Unjalo. Mana ungitshele mayelana ngalokho. Kodwa yena akazange abekwazi bengimazi owesifazane. Unjalo. Kwenzakale nje ukuba ukholo lomfazi lube lukhulu. Ngizalitshela into eyodwa. Uyakwazi ukuthi angikwazi. Ukhulekela umntwana ohlezi lapha ekugcineni kwesihlalo. Lo ogulayo. Lo umntana wakho. Kunjalo. Amen. Uyakwazi bengingakwazi lokho. Nanko ke khona. Umoya ongcwele. Yakukholwa. Yakwamukela. Ngake lokho kunjalo. Lokho engikukhulumileyo mayelana lincane isango. Futhi lukhonjwana indlela kuyikho. UJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukhona lapha kathesi. Umoya kaNkulunkulu ophilayo ulapha. Uyakukholwa lokhu? Ngakho ke ukukwenza ubekwazi ukuthi kanye simuntu osilisayo. Kanye siye umsilisi. Kodwa umoya kaNkulunkulu wangikhetha ukuba azibonakalise ngokwakhe. Kanye lamfundo. Kanye lalwazi lolutho. Kodwa kungumoya wakhe okwenzayo. Yabona? Futhi ufuna ubekwazi ukuthi ngikutshele iqiniso. Leli iqiniso. Ukuthi uJesu Kristu ulenza lonke liphile khona kathesi. Ngali ngakukholwa lokho. Manje njengenxa kwasebenza eKingston. Lapho amamishinari kumbe loba ngubani khonale. Bakubona kusebenza eKingston. Ngezinkulungwane zisiliswa. Kungani kungeke kusebenze lapha kule iMelika? Lapho esilakho ngendlela okuyiyo khathesi. Kungani singakukholwa? Ngoba singeke sicaphe umngele omncinyane ngaphetheya. Liyakukholwa? Phakamisani izandla zenu. Manje, lezo zandla ezifanayo, zibeke komunye umuntu eceleni kwakho. Mangimkhulekele ngilapha. Kuthi ungabe usaba lokuthandabuza ngitsho enhlizweni yakho. Lokhu kuza kukukhawuleza. Oh, mina. For it to never. Bengifisa kanjani? Bengikhuleka kanjani? Kanjani ungacabanga sengiphambene? Kanye njalo. Ngiyazi lapho engikhona. Nga kuphela ngingedlulisela into encinyane kuwe. Uyananzelela ukuthi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, lapha phakathi kwabantu lokukusa, khona kathesi, ezitshengisa ngokwakhe. Awu wena uthi mfowethu Branham nguwe otsholopho. Ngikukhulume njani? Angikwazi wena. Kukhona omunye owesifazana ole TB. Usilile dadi. Busiswa wena. Ngiyaxolisa ubukhulekela owesifazana ole TB. Ngoba ngowesifazana olenwele eziluthuli. Yeah, kulungile. Kukhole, kulungile. Yena ulapha. Kuyikukho bakhe. Manje nanku lokho akuchoyo. Lezi izibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo. Nxa bebeka izandla zabo kwabagulayo, baza kusinda. Angaqamba njani yena amanga? Bona, kakukho kuye, kakukho kimi, manje sokukuwe, manje kholwa. Ngikhangele kowesifazana omncinyane ehlezi emuva lapho nje khathesi. ukholo olunenye yena lomkakhe basanda kuza nje enkosini washala khona phakathi kwalomhlangano kube lesibono udokotela wayemele ukusihlinza njengaphambili futhi losane lwakhe lwalulungiselela ukuzalwa futhi udokotela wayeza kumhlinza emva kwakho kodwa usane lwazalwa futhi abaphindanga bafumana isibono futhi konke kuphelile bona manje wahlala nje njenge akazange wabuya phezulu lapha kupulatifomu njengalokhu waphonga ukuhlala nje emuva lapho futhi wakukholwa kunjalo nankosazana Green ngiyakukholwa kuyikho emuva le kunjalo liyasibona isandla sakhe udokotela kasiboni isibhono konke kuphelile manje wakukholwa waphakama futhi wathi kulungile manje yenza okufanayo futhi konke okukuhluphayo olakho kuzafanele kuhambe uNkulunkulu ongathumela enye into emzimbeni womuntu kuleyo tefu yalokho kulunywa yinyoka eyayisenyaweni lwaleyo ndoda efakwe itefu ukumbulala futhi kuyimise futhi kuyibulale khona lapho kanganani khona njalo ukuthi angabulala umkhuhlane emzimbeni wakho ngoba loo ndoda wayesekukhathazekeni futhi kwakumele athole uncedo kufanele ukwenze lawe xa kungelakho uyafa manje qhubekani izandla zenu zikomunye lomunye ungazikhulekeli ngokwakho khulekela umuntu oseduze kwakho yikho ukuba njengomkristu funda lokhu ukuthi njengoba usenza kwabanye ukwenzela ukristu lapho usenza okulungileyo komunye umuntu kuba ngolungileyo kukristu nxa ungaphatha kubi omunye umuntu uphatha kubi ukristu oh minabo oh, nxa ngingenza lokhu kuzwakale. Nxa ngingenza nje abantu bakubone. Lokhu engikukhangeleyo, futhi lalokhu engikuzwayo, futhi lalokhu engikwaziyo okwenzakalayo. Bona, ukuthi uKristu ufuqa kanjani emuva kwalombiko lokhu kusa ukungena khona phakathi enhlizweni zabantu, futhi adale enye into lapho, hathi okuthabisayo, hathi idlabuzane, kubuya lapho. Kodwa ukudala ukukholwa okungasiyo lapho lokhu okungasoze kuthi, nika inchi esitheni manje kuza kuzwa umkhuleko wami kuza kuzwa lo wakho ikhulekelane omunye lomunye khathesi lapho ngilikhulekela lina lonke oh nkosi lesi sikhatshana esikhulu esinzima siyananzelela ukuthi lokhu kuza kutsho umahluko phakathi kokufa lokuphila kwabaningi futhi ngiyaqhuqa ebukhweni bakho ngoba ngiyazi inkosi nkulunkulu ukuthi kufanele ngikhuleke ngenhliziyo yami yonke ngiyananzelela ukuthi loba nxa kungeke kube lo muntu ogulayo phakathi kwethu kweminye imizuzu emihlanu elandelayo ukuthi wonke umuntu lapha uzananzelela ukuthi ulapha nampa bemile lokhu kusa nkosi bavumele abantu baphakamise izandla zabo labo abakwaziyo ukuthi bengingabazi bona futhi kungela lutho mayelana ngabo kodwa umoya wakho uyabazi bona uyakwazi impihlo zenhliziyo yabo kanganani njalo wena usazi ukuhlupheka kwabo futhi lokudubeka kwabo ngakho-ke nkosi kakube lamuhla kakube loba khathesi ukuthi umoya wakho uzathinta imizimba yabo egulayo kuvumele nkosi bayakhulekelana futhi ngiyakhuleka nkulunkulu othandekayo ukuthi umoya ongcwele uzakwenza kube qotho kibo ukuthi abasoze bengakukholwa njalo futhi kukhona okunye ukugula nkosi lokhu okukhulu kakhulu kulalokhu ukugula komzimba ikugula kukamoya makuthi yonke inhliziyo ivulwe nkosi kungaba njani ukuthi wama lapho ngaseceleni kuka-Abrahama futhi wenza leyo nto efanayo watshela uSera owayengemuva kwakho umbhalo uthi ethenteni wahleka futhi wamtshela yena futhi u-Abrahama wananzelela ukuthi lo kwakungu-Elohim uNkulunkulu omkhulu emizuzwaneni emilutshwana wawusunyamalele emehlweni akhe futhi nkosi lapho uJesu esima futhi wenza into efanayo futhi wathi labiza u-Abrahama ubaba wenu futhi kukanti lithi liyayazi imibhalo wathi liyaphambanisa ngokungayazi imibhalo loba amandla kaNkulunkulu futhi bambiza yena uBhelizebhabhu kodwa wathembisa ukuthi ezinsukwini zokucina ukuthi uza kuthela umoya wakho njalo umprofethi wathi ngesikhathi santambama kuza kuba lokukhanya futhi nanko silapha lapho lumhlaba ukufebe ugiqika ngaphansi kwesono njengomuntu odakiweyo edayizela esiya ngekhaya ebusuku masinya uzadatshulwa ngaphakathi kakuyikuba ngitsho lothuli lwentabamlilo lakancane kokuseleyo kuwo futhi siyabona isikhathi sihamba oh nkulunkulu susa konke ukuthandabuza khatshana lathi singenise kundingilizi nje khathesi woza moya ongcwele vula zona impiko zakho ezinkulu
Fukamela phezulu kwalumbuthano oyingcosana wabantu khathesi nje futhi uthophele ngokwakho enhlizweni zabo futhi ubavumele bazi ukuthi usebukhoneni bobuNkulunkulu ukuthi kunguwe yinkosi leyo esilisa yonke imikhuhlane yenu.
Futhi makuthi ubukho bakho mabenze enye into enhlizweni zabo okuzababangela ukuhamba besuka lapha lokhu kuza bekholwa ngakho konke okuphakathi kwabo. Futhi makuthi wonke umuntu ogulayo lohluphekileyo asiliswe ngoba njengenceku yakho ngiyama futhi ngilahla wonke utheveli, ngilahla imikhuhlane, ngilahla usathane. Wena unqotshiwe futhi kawusilutho kodwa uyisiphamaso futhi ngiyakulayela kulokhu kusa ebizweni likaJesu Kristu. Futhi njengenceku yakhe ngiyathumayela ilizwi lakhe futhi ngitshela abantu iqiniso ukuthi ngibe olungileyo lokuqonda kanye lelizwi likaNkulunkulu. Ngiyakulahla Sathane ebizweni likaJesu Kristu. Suka kubo bonke laba bantu ababuya bevela kude laseduzane ukuzosiliswa. Suka kulumbuthano lakulaba bantu. Ngiyakulaya ngoNkulunkulu ophilayo futhi iBhayibheli lathi osebenzayo oqinileyo umkhuleko womuntu olungileyo uyasebenza futhi amadoda amaningi alungileyo babeke izandla zabo phezu kwabagulayo lokhu kusa lapha. Oh Sathane, uthanda ukubenza bacabange ukuthi bekuyini khona-ke ubusisuze inkazimulo yokubo kodwa kulukholo lwabo kuNkulunkulu futhi bayemkholwa uNkulunkulu futhi uzafanele ukuhamba ngokukholwa kwabo. Ngakho thatha uhambo lwakho usuka lapha futhi uhambe ebunyameni obungaphandle lapho ovela khona. Ngiyakulahla ebizweni likaJesu Kristu ngegunya leBhayibheli likaNkulunkulu lokuthunywa kwami yingilosi. Manje hamba ebizweni likaJesu Kristu bathiye babe ngabakhululekileyo. Amen. Liyakholwa na ngenhliziyo zenu zonke ukuthi selisilisiwe? Phakamisa isandla sakho uthi sengimamukela manje uJesu Kristu njengomsilisi wami. Zonke izithunzi sezinyamalele kimi. Manje sengimamukela ekugcwaleni kwamandla akhe, ekubusisweni bobukhona bakhe. Ngiyamamukela. Ukholo lwami lukhangela phezulu kuwe. Wena undlu leCalvary. Msindisi ongcwele. Manje ngizwe ngikhuleka. Susa zonke izono zami. Ungavumi ngiseduka ngisuke eceleni kwakho. Manje kasiphakamiseni izandla zethu ngokumnandi sibili kuye khathesi. Lapho ubunyama bempilo bungivimbela ngiyahamba. Futhi lezi nsizi zingizinyelezele zisanda. Ngoba umholi wami, oh Nkulunkulu, laya ubunyama buphenduke bube yikukhanya. Yesula izinsizi lokwesaba. Ungavumi ngiseduka ngisuke eceleni kwakho. Umusa ocebileyo.